Ngiyabonga mfowethu Oman, inkosi kubusise. Amavuko bangani, ngiyajabula ukuba lapha, njalo lokhu kusa. Futhi kungazathi kungakhangelelwanga kancane, ngiyacabanga kimi na uqobo. Futhi ngileqiniso, kungaba njalo lakulo ibandla. Futhi nje bengibala, futhi ngiyabonga Dade. Futhi nje inkosi ikhangeleke ibeka into encane enhlizweni yami ukuyiletha ebandleni. Futhi ngicabange ukuthi isikhathi sokwenza. Futhi kathesi lokho lapho ngifika. Futhi ke ngingazi sizakuba lapha kulisonto. Ngimemezele ukuthi ngilombiko webandla. Futhi ngifuna uku nxa uNkulunkulu ethanda ukuletha lombiko isonto elandelayo. Futhi kuza kuba lesikhathi eside. Ngakho ke mhlawumbe kuyikuphunywa kungakathayi elejumi lambili lengxenye elokuqala nta mhlawumbe nxa khona ngaleso sikhathi. Ubusenhlizweni yami okwesikhathi eside. Futhi ngicabanga ngilomlando ebantwini ngempendulo. Kungani bengingaphitheki enkundleni. Futhi ngishumayele yonke indawo ngakho kodwa ngiqinisekile akuzange kufike kuhle lapho obekufanele kube khona. Ngakho ngicabanga inkosi ithanda isonto elandelayo. Ngifuna ukuthatha nje isikhathi sami futhi ngikubeke sobala isizathu sokuthi kungani futhi ngilazise ngombhalo okwenzakalayo kona lokuthi kumayelana ngani. Ngoba ngizabe ngisiya phesheya kolwandle kumbe kwenye indawo masinyazana. Ngilindele kathesi ukubona ukuthi yiphi indlela yena azangibiza ukuthi ngihambe. Edluleyo phose ubusuku obuthathu obedluleyo kumbe ubusuku obubili ngatshayelwa ucingo phose phakathi kobusuku. Futhi kwakuyikukhulekela omunye wesifazane owaye sesibhedlela futhi bangibiza futhi bathi khuleka. Futhi ngiyakhohlwa ibizo lelo abangipha lona ukuthi bathi kwakungumngane kunkosikazi James Bell udadewethu lapha ebandleni udade onsundu othembeke kakhulu owesifazana olungileyo. Ngiyakholwa ibizo kwakungushepherd engaliphiwayo. Ngakho ngaphuma embhedeni futhi ngaguqa phansi futhi ngatshela umkami ucingo lukhala lwamvusa. Futhi ngathi kufanele sikhulekele unkosikazi shepherd udade ofonileyo umngane kankosikazi James Bell. Ngakho samkhulekele sabuyela njalo embhedeni. Ngakho ke zisiya phose kwelithumi kumbe ithumi lanye nta usuku olulandelayo. Ngathola ucingo njalo kwakungubhili futhi wathi kwakungayisuye unkosikazi shepherd. Wathi kwakungunkosikazi Bailey ngokwakhe hatshi umngane kankosikazi Bailey. Kwakungunkosikazi Bailey futhi usesibhedlela uphatheke kabi sibili. Futhi sigijimela khona esibhedlela kodwa wayengasekho. Inkosi yasimbizile unkosikazi Bailey ekhaya. Unkosikazi Bailey ubengumhlanganyeli lathi othembekileyo lapha ebandleni okweminyaka. Umkakhe uJames Lamy sasebenza ndawonye kanye lobaba wami iminyaka eminingi edluleyo. Gijima phandle sasigijima lezo zipolo phakathi kusukela ePennsylvania kusiya eColgate lapha iminyaka eminingi edluleyo. Ngiyacabanga iminyaka engamashumi amathathu edluleyo kumbe eminingi. Futhi siyamthanda udade Bailey. Wayengumuntu omkhulu. Futhi ngiyazwisisa wahlaselwa kabuhlungu isifo senyongo. Futhi ba udokotela wakhe owayesazi isifo sakhe kahle sibili wayephandle kwedolobho kuleso sikhathi. Futhi udokotela omutsha wabuya ukuzomkhangela. Futhi waxwayisa ukuba ahlinzwe ngesiphangephange futhi akazange asinde kukho. Futhi ngicabanga owakhe ngendlela engizwisisa ngayo ukuthi udokotela wakhe wansuku zonke ubengasoze avumele ukuhlinzwa ngoba wayekhuluphele futhi inyongo yakhe yayimbi. Futhi wayelamatshe esinyenye ngiyacabanga kumbe enye into phakathi kwaso. Futhi inkosi ibe lesihawu yena wayebe lokuhlaselwa lokho ngaphambili. Futhi inkosi yayikunakakele lokho izikhathi ezinenge kodwa kwenzakala nje ukuthi awu nxa singakuletha esilinganisweni esigcweleyo singasho lokho uNkulunkulu ubembizile uDade Bale futhi iyo indlela obekufanelwe ithathwe ngayo uyabona futhi lokuthi lokho kumeqa njani yena wakuletha khona kimi ukuthi ngacabanga ukuthi kwakungunkosikazi uNkosazana Shepherd be ngingamazi uNkosazana Shepherd inina lingabe lapha lokhu kusa futhi ngingabamazi nxa ngingakhangela ebusweni bakhe kodwa kwakuchiwe ukuthi kwakungunkosikazi Shepherd futhi loba konke kwakwenziwe njengalokho ukuze kuthi aluba kunga nxa bengikwazi bekungunkosikazi Bale ube kuleso simo mhlawumbe bengiza vele ngiye lapho futhi ngimnxusele futhi ke bona ukuthi uNkulunkulu kazange wathanda ukuthi sikwenze lokho mhlawumbe ngakho Siyakwazi ukuthi zonke izinto lezi sisebenzela ndawonye kokuhle kulabo abathanda uNkulunkulu. Futhi ngileqiniso ukuthi uDade Bale ubeyithanda inkosi yethu, ubenguwesifazana olungileyo. Ngathesi ungomunye wethu phakathi lapha asibandlululani ngombala. Imuli kaNkulunkulu kayibandlululani ngombala. Loba singabe sibomvu, abansundu, abamnyama, kumbe sinjengethanga, akulandaba. Umhlophe loba kuyini okuyikho, singabafo wethu labo dade wethu. KuKristu futhi ke siyamthanda futhi sizamkhanuka yena iThebaneke khona ngizakhanuka uDade Bale labo amen abakhulu abajileyo emuva le ekhoneni futhi ngimusa ngekhaya wayekhuluma mayelana ngenkosi uJesu futhi nxa ngikuzwisisa kuhle angizange ngibekwazi kwaze kwaba isikhatshana esedluleyo kodwa ngiyacabanga imfaya iza kwenzelwa khona lapha phakathi ebandleni lolu olwesibili oluzayo ngo ngelokuqala nta futhi ngicabanga wena lami sizaphatha umsebenzi kule inkonzo yemfa kodwa phakathi ebandleni nje sesibuthakathaka ngoyedwa lokhu kusa ekuhlonipheni udade wethu Bale asimene ezinyaweni zethu okwesikhatshana nje lapho sikhothamisa amakhanda ethu
God of life
uNkulunkulu wempilo ophayo futhi athathe impilo NjengoJobe wakudala wathi inkosi iyapha futhi inkosi isithethe alibusiswe lona ibizo lenkosi iminyaka ethile edluleyo wena wathumela uDade Bale phakathi kwethu ukuba sakhelani kanye lathi sehlalanhle kaNkulunkulu
and we thank you for ever inspiration that she was before us
futhi siyabonga wena ngayo yonke imfuzelelo akade eyiyo phambi kwethu ukuthi wayethanda ukuhlabela lokufakaza futhi wayegcwaliswa ngomoya aze aklabalale futhi amemeze futhi wayengelamahloni ngevangeli likaJesu Kristu ngoba kuye kwakungamandla kaNkulunkulu ekusindisweni Sibona iminyaka yakhe isondela futhi lesikhathi sisiza lapho okufanele sonke siphendule futhi wena usumthethe phakathi kwethu kulokhu kusa ukuba kobakho ubukho khona kuliqiniso ukuthi lapho sisuka la sesisebukhoneni bukaNkulunkulu Oh Nkulunkulu siyakubonga wena ngakho konke siyakhuleka ukuthi wena ubusise umkakhe umngane wami uJames indodana yakhe lamadodakazi akhe bonke labo siyazwisisa ukuthi umfana wakhe uyaphapha evela eGermany evela emabuthweni empi ukubuya ekhaya ukuzonikeza inhlonipho yokucina ayikwanisayo lapha emhlabeni kunina ongasekho ukuthi inhliziyo yaleli jaha chaya kanjani lokhu kusa ngiyamkhulekela Nkosi uNkulunkulu umbusise mbusise uJimi futhi lokuthi yena ngimbona esebenza phandle le ngamahola adinisayo ukuphilisa imuli yakhe ngiyakhuleka ukuthi imuli enkulu ingehlukani kodwa ivili lemuli lizabe lingephukanga kulelo lizwe elingaphetsheya makuthi thina Nkosi kathesi qinise izikhalo nokubopha inkalo okuqinileyo nje kancane futhi siye empini kathesi ukuyakulwa singaselayo oyedwa ebesilaye iviki edluleyo. Siyakhuleka ukuthi usigcine futhi usiqinise futhi usize lapho siqhubekela phambili futhi ngolunye usuku masibuthane ndawonye njalo ngaphesheya ngoba siyakucela ebizweni likaJesu. Amen.
Now may the soul of our departed sister.
Manje makuthi umphefumulo kadade wethu osichileyo uphumule ngokuthula. Ngithanda ukutsho lokho ukuthi umngcwabo wakhe uza kuthunyayelelwa lapha ngesonto kumbe ngolwesibili. Futhi siza loba ngubani wamukelekile ukubuya lo ozabuya. Ngiyacabanga umfo wethu Neville lapha ulezinhlelo zakhona. Futhi kade ulazo. Manje namhlanje ngibona kababanengi aluba kungaba lesihlalo kwenye indawo esingalethelwa umfowethu lo Dadu Slaughter emuva le. Ngemkela ifoni yakho Dadu Slaughter. Futhi ngase ngisiya khulekela owakho omunye uDadu Slaughter, uDadu Gene Slaughter, eloquqo lomvundla, ithu laremiya, umhlasele kakubi, kodwa sithemba uNkulunkulu ukuthi uza kulunga. Ngathesi sifuna ukubala umbhalo othile, futhi ngifuna nje ukufundisa lokho kuso. Ngithatha isikhathi sami, ngoba kusukela ngaphenduka ngivela phandle, eArizona, awu, umphimbo wami nje uvalekile kancane. Futhi kathesi isonto elandelayo lingakhohlwa. Futhi ngicabanga uBilly vele esethumele izaziso. Futhi kuza kuba inkonzo ende sibili siyakholwa. Ngakho phangisani ukubuya lapho lisenelisa. Sifuna ukuqala khona mhlawumbe ngelesifica munwe munye lengxenye kumbe ngisho ngelechumi nta. Futhi mhlawumbe khumbulani mhlawumbe elokuqala kumbe elokuqala mhlawumbe kumbe elechumi lambili lengxenye elokuqala nta. Into enjengaleyo amathathu kumbe amane amahola kumbe edlulayo engizathanda ukuwathatha futhi nje ngithathe nje imibhalo. Letha impenseli yakho lephepha futhi nje sikubeke egcekeni kulombuzo ubuze ubuza wona uyabo futhi mhlawumbe singakucasisa senze esingakwenelisa ukunceda. Ngathesi asibaleni imibhalo kuqala manje ngilendawo ezintathu eBhayibhelini lezo engithanda ukuzibala. Futhi eyokuqala yazo nxa ndingathanda ukuyibhala phansi futhi nxa ule mpenseli funa ukukhomba lokhu kusa endabeni ezithile lezo engizazenelisa kumbe imibhalo ethile bengizama ukutsho leyo engizathanda ukukhomba kuyo. Eyokuqala iza kuba nguPetro wokuqala 5:8-10 abase Efesu 6:10-17 uDanieli 12:1-14. Manje ekubaleni sithatha isikhathi sethu futhi wonke umuntu phose uhlezi. Ngakho abalutshwane abalokhe bemile emuva laseceleni kodwa sisazama ukuqeda ngokuphangisa futhi silikhuphe. Ngakho ke siza kukhulekela abagulayo. Sile nina elincane elilele lapha lokhu kusa eligulayo kakhulu. Ngiyazwisisa ukuthi wayegula kakhulu izolo futhi bengifuna nje ukuthi yena azwe lokho kusa kuqala ngingakamkhulekeli. Futhi ngiyasazi isimo senini elincane futhi yena uyagula kakhulu kodwa silomkhulu ubaba wezulwini lo onqobe ngokwedluleleyo imkhuhlane yonke. Futhi ngile elincinyane ngacela uNkosikazi Woods uba engakubala khona kodwa yena wayethikaza nje kancane ukwenza kanjalo. Okunye okulotshiweyo lapho udokotela wezemithi wamangala sibili lapho yena wayengumcothozi ngokusiliswa kukaNkulunkulu futhi wayengavumeli loba ngubani ukukhuluma ngakho phakathi ehofisini yakhe futhi lo mongikazi wakhe njalo. Ngakho kwenzakala ukuba bathola isigulane esasilomkhuhlane wemvukuzane, imvukuzane enkulu. Yena wayengafuni ukwenza ulutho mayelana layo. Ngakho wasimthumela kwesinye isibhedlela. Kabazange bafuna ulutho lokwenza ngakho. Ngakho basembuyisela emuva. Ngakho kwakusebeleni futhi kwakuyisimo esibi. Futhi sonke isikhumba sasesidliwe saqedwa. Futhi imvukuzane yehla phansi ebeleni yangena embanjeni. endleleni. Ngithemba liyakuzwisisa lokho engutshoyo. Balomngane wethu uDokotela omncinyane ovela eNorway ohlezi kanye lathi lokhu kusa. Futhi walungiselela zonke izinto zakhe ngoba wathi yena uyazi ukuthi wayefuna ukumhlinza futhi akhuphe ibele. Futhi kwakungumsebenzi okhupha igazi elinenge kakhulu futhi wathatha izinto zakhe zonke yonke into umongikazi walungiselela inina wasemngenisa endlini okuhlinzelwa khona futhi wasebuyela ukuyothatha izinto zokusebenzisa ezazimele zisetshenziswe ngudokotela lomncedisi wakhe ukukhupha ibele ngakho babelama thawulo lezinto phezu kwakhe futhi base beqala lapho yena iqala ukujibilika umkakhe wayefuna ukuba kwazi nxa yena wayengahlala ekucineni kwendlu futhi akhuleke wayengumthumayeli wobungcwele futhi wahlala lapho esiceleni ngasezinyaweni zombheda futhi ekhuleka ngoba udokotela wayengasekanga kahle ngalokho uyazi yena ephakathi lapho kodwa nxa wayengasoze akhangene futhi khona kungasoze kumphazamise kungani themba khona kwakulungile wayengasoze aqaleke ngakho lapho esahlezi ekhuleka nanko kusiza umsindo endlini futhi udokotela wachibilika ukuthi ahambe kanye lezikhali zakhe ukuqala ukukhupha ibele yena wamsusa ipheki ngemva kwepheki kwakungela ngitsho inxeba phezu kwebele ngitshe loba inxeba yena wathi buya khona kuyahamba na uthi yena waqala futhi umongikazi wapha ubufakazi bakhe bonke bobabili baphume phandle futhi baba ngamaPentecost agcwaliswe ngumoya ongcwele beyikhonza inkosi ngitsho le nxeba udokotela uHolbrook wafakaza ngokwakhe wathi umzuzu owodwa ngaphambilini lapho nango lapho owesifazane elele lapho lo mongikazi lemvukuzane enkulu iphuthele phandle ebeleni lakhe futhi umzuzu owodwa olandelayo kwakungela ngitsho inxeba lapho eyayikhutshwe khona lo ngomunye wabahle odokotela bemithi lapha eMelika yena wathi wasuthiseka khona lapho futhi yena lo banjalo wayengudikoni ebandleni bona abantu bacabanga nje ibandla ngenye into ophunguya kiyo nje futhi uhamba lapho ukuyafunda ukuba ngolungileyo kumbe enye into engaba njalo lokho kayisikho mngane hathi uNkulunkulu nguNkulunkulu yena umkhulu lamuhla njengalokho yena ayeyikho laza kuba hikho futhi yena uzahlala kokuphela engofanayo futhi yena uyi siyamthanda nje yena manje sifuna ukubala kathesi okuvela kuPetro wokuqala isahluko 5 indima 8 lo 10 siqalisa
be sober
ondanin lilinde ngoba isitha senu udevil isilwane esibhonga siyahamba sidinga lo esingamudla limelane laye liqinile ekholwe lisazi ukuthi zona lezo nhlupheko zehlela abazalwane benu abasemhlabeni kodwa uNkulunkulu womusa wonke osibizele enkazimulweni yakhe elaphakade ngoJesu Kristu emva kwalokho selihluphekile okwesikhathana aliphelelise aligxilise aliqinise futhi alisekele uNkulunkulu mele adunyiswe kanjani manje ebhukwini labase-Efesu sizathanda ukuvula lapha ebhukwini labase-Efesu isahluko 6 futhi sizathanda ukubala indima 10 kusiya ku-17 engiyimakileyo lapha elokucina bazalwane bami qinani enkosini lasemandleni ayo amakhulu hlomani izikhali zonke zikaNkulunkulu ukuze libe lamandla okumelana lobuqili bukadeveli ngoba kasibindani lenyama legazi kodwa simelana lemibuso simelana lamandla simelana lababusi bobunyama bomhlaba balumhlaba simelana lemimoya yobubi ezindaweni eziphezulu ngakho hlomani ngokwenu izikhali zonke zikaNkulunkulu ukuze lenelise ukuma osukwini olubi feze konke lime Ngakho manini inkalo zibothiwe ngeqiniso. Ufake isivikelo sesifuba sobulunga. Futhi lezinyawo zenu ziqokisiwe kukho ukulungela ukuthumayela ivangeli lokuthula.
Above all things, the shield of faith, wherewith ye shall be able to quench all the fiery darts of the wicked.
Eliza kuba lamandla okucitha ngaso yonke imichoko evuthayo yomubi. Thathani ingowane yosindiso lenkemba kamoya eyilizwi likaNkulunkulu.
Now, over in the book of Daniel,
manje khona ebhukwini likaDanyeli ngizathanda ukubala okunye futhi. Manje uDanyeli isahluko 12 ngifuna ukuqala ku-1 futhi ngibale ingxenye ende yalokho, indima ezilitshumi lane. Futhi ngaleso sikhathi uMikhayeli uyakuma umbusi omkhulu omela abantwana babantu bakho. Futhi kuza kuba khona isikhathi sokuhlupheka esingakazi sibe khona kusukela lapho kwaba lesizwe kuze kube yileso sikhathi. Futhi kuleso sikhathi abantu bakho baza kukhululwa bonke abaza kutholakala belotshiwe ebhukwini. Labanengi abaleleyo othulini lomhlaba bazavuka, futhi abanye empilweni engapheliyo, labanye bavukele ihlazo lokunengwa okungapheliyo. Lalabo abahlakaniphileyo baza kukhanya njengokukhazimula kwesibhakabhaka, lalabo abaphendulela abanengi ekulungeni njengenkanyezi kuze kube nini lanini. Kodwa wena, oh Danyeli, vala ibhuku kuze kube sesikhathini sokucina. Abanengi bazazulazula bayele ngale, nolwazi luzakwandiswa. Futhi mina Danyeli ngakhangela, futhi khangela lapho kwakumi abanye ababili, omunye engangapha kokhumbi lomfula, lomunye esekwelinye icele lokhumbi lomfula. Futhi omunye wathi kulo ogqoke ilineni owayephezu kwamanzi omfula, kuza kuba nini ukuphela kwalezi ezazi izimangaliso. Futhi ngezwa indoda egqoke ilineni eyayingaphezu kwamanzi omfula lapho ephakamisa isandla sakhe sokunene nesandla sakhe sokholo ezulwini, futhi wafunga ngaye ophila nini lanini ukuthi kuza kuba ngokwesikhathi isikhathi lengxenye. Futhi lalapho esiqedile ngokuhlakaza amandla abantu abangcwele, izinto lezi zizabe seziphelile. Ngiyakholwa ngizakuma khona lapho. Ngifuna ukuthatha isihloko sendaba. Nxa singabizwa ngokuthi isihloko sendaba kulokho, kuvela kulokho ukuletha lesi siphetho sokuthi impi enkulukazi kwesezake zaliwa. Yikho engifuna ukukusebenzisela isihloko sendaba. Manje ukuthi ngize njani ukubamba lesi sihloko sodaba lolu lokhu kusa.
Come back.
Sisanda nje ukuphenduka abaphathi bemali lapha khona ebandleni, futhi lami sasiphandle Arizona, futhi saphuma sibili ukuya kuba lomhlangano ePhoenix kanye lomfowethu uSharit eTabernakelini lakhe. Kodwa ngithe ngithola ukuthi umfowethu ubesedolobheni esiba lenkonzo etendeni. Awu, ngakho ngase ngisizwe ngithikaza kancane mayelana ngokubamba umhlangano. Ngacabanga mhlawumbe ngiza kuba layo ngesonto emini, ngakho ukuze ngingabi lo yedwa ozahlupheka emabandleni abo. Kodwa ngase ngithola khona ukuthi wayelezi nkonzo zangesonto emini layo, futhi ngaye ngikhathazekile kancane mayelana ngokuba le nkonzo. Futhi ngakho thina bazalwane kulokuthi siqhubeke usuku lonke lapho sasiphumile sizingela sahamba edolobheni khona salungiselela, futhi sasisiya kumfowethu Allen ezinkonzweni zakhe. Umfowethu A.A. Allen wayelezinkonzo, ngakho saya ezinkonzweni, futhi umfowethu Allen wayitshumayela intshumayelo elamandla. Saba lesikhathi isikhathi esihle silalele kumfowethu Allen sisizwa abahlabeleli lokunjani ukuba babehlabela kanjani futhi bememeza futhi saba lenkonzo enkulu futhi ke sibonile yonke indlela isandla senkosi loba ngapi esaya khona inkosi uJesu yayihlangana lathi futhi kulenye into mayelana lokuphuma ube wedwa phandle enhlane kukhona enye into mayelana ngakho ukuthi nxa ungaba wedwa ngaleyo ndlela kulenye into ekudonsayo lokho ngiyacabanga kungesizathu esisodwa ngithanda lezo zindawo phandle uyasuka lasemandleni esitha ngakhulu njengalokho silakho lapha devil posekala kulimaza ngaphandle engaba lenye into yokusebenza ekuyo yena ule liyakhumbula labo odeveli abaxotshwa kuligiyoni babefuna ukwenza ubugangi obunene ngakho babefuna ukuya phakathi kwengulube ngakho odeveli kumele babe lenye into yokusebenza bekuyo umuntu wokusebenza bekuye futhi yiyo indlela uNkulunkulu enza ngayo laye yena kumele abe lathi yena uthembe thina ukusebenza ngathi futhi abanenge babuya lapho sisehambweni kanye lamaphu futhi inkosi uJesu azange wehluleka kodwa wanikeza ingcazelo ngokuqondileyo futhi nje kube yilokho khona kanye nje ngaleyo ndlela futhi njalo yena kwabamuhle kithi ukusikhokhelela enyamazaneni lokusitshela lapho ezikhona futhi uyazi ukuba khona nje njengalokho khona kuyamangalisa nje sihleli lapho ubusuku ngasemlilweni wesihonqo bachana lomuntu wonke ngokwamamayila lamamayila lamamayila futhi sikhangele ukubhebhezela komlilo wesihonqo ematsheni agombolezeleyo futhi kwakukuhle sibili omunye umfowethu lapho obekade esiba lohlupho lomkakhe owaye iminyaka edluleyo waphakamisa ikhanda lakhe emhlanganweni lapho khona engangisiba lezinkonzo futhi ngangibacele ukuba babe bekhothamise amakhanda abo phansi bekuloboya omubi owawungavumi ukuthiya owesifazana kuplatform futhi inini lingelanhlonipho nje waphakamisa ikhanda lakhe kungenani futhi umoya wathiya owesifazana kuplatform futhi waya kuye futhi lokho kuseminyakeni engaba lithumi lani futhi inina libe lisesimeni esibi kakhulukazi lasengqondweni lazi lenza nje izinto ezingalunganga lokulunga njengalokho wathiya indoda yakhe wahamba futhi wathathana lenye indoda lapho esehlala le ndoda yakhe watsho ukuba ubengakwazi ukuthi ukwenzile futhi bazama ukumhlola okwalokho kuyini lokho elikubiza ngakho nxa wena ukungazi ukuthi wena ungubani khona mina bo loba lelo bizo liyini ngicabanga lokho kuqondile dokotela kodwa kwakungeyisikho lokho kwakungumoya futhi okwakhe futhi inini lalingumngane wami olungileyo kodwa kusukela lobo busuku kusiya phambili wangizonda ngamabomu yebo-ke uyabona kungani kwakunjalo kodwa kwathi indoda yakhe isibuyile futhi saguqa endlini ukukhuleka lapho-ke umoya ongcwele wehla phansi kwaba yikho ngakho yena wasebonakala endodeni yakhe lobo busuku ephuthwe yena waphenduka kanye lephupho yena wacabanga ukuthi kwakuyikusoma weza wafumana kwakuyiyona kanye impendulo yokusiliswa komkakhe khona umoya ongcwele wenza kanjani umsebenzi kusehla kusiza ethuso kanye lomfowethu Norman futhi labanye futhi lapho inkosi yaqala ukusebenza njalo ngezinto ezinkulu ezilamandla futhi lokwambula izinto obunye ubusuku okwangiletha kulesi isiphetho lapho ngangimile ngilomfowethu uWood nomfowethu Softman futhi sasi kwakungaba ngelithumi nta ibusuku futhi ngangikhangele phezulu ezibhakabhakeni futhi ukwesaba okukhulu kweza phezu kwami futhi ngathi khangela nje yonke leyo mpi enkulu yasemazulwini futhi ngathi yonke into isekuvumelaneni ngokupheleleyo futhi umfowethu uWood wathi ukhangele inkanyezi ezincinyane ezimbili ziseduze duze ndawonye lokho kwakwenza kwakhangeleka njengokukhanya. Ngathi kodwa uyazi mfowethu Wood, mayelana ngesayensi kulelo xubu lenkanyezi, ixubu elincane lenkanyezi, ixubu elikhulu lenkanyezi, inkanyezi lezo azikhangeleki ukwedlula phose ama-inchi amabili ukuthiyana, futhi ziyikhatshana enye kweyinye ukwedlula thina kuzo. Futhi nxa bezingaqala ukuza kulo mhlaba, ungathatha ngezinkulungwane zamamayila ngehola, ungathatha amakhulu lamakhulu eminyaka ukuze zifike emhlabeni. Futhi ngathi kulo lonke lolu olukhulu uhlelo olubanzi kakhulu lapho, futhi kunjalo basitshela ukuthi bakhangela ngengilazi babona iminyaka eyizigidi ezilikhulu lamachumi amabili eminyaka yesikhathi sokukhanya khona lapho, futhi lokhe kusasele zinyanga futhi lezinkanyezi. Futhi kunjalo uNkulunkulu wazenza zonke, futhi yena uhleli phakathi kwazo. Futhi ngathi kwenye indawo phakathi lapho, ngangizikhombele mina lapho kwesinye isikhathi phakathi kwesibonakude somkhathi, izodi yakhe iqala ngentombi kwela kusiza kusikhathi semvukuzane, futhi kusehla kwaze kwathi okokucina kwakuyisilwane, Liyo isilwane. Ukubuya kokuqala kukaKristu ngentombi, ukubuya kwesibili ngesilwane sesizwe sakoJuda. Futhi ngathi ngizamile ubungcono bami ukubona leyo zodi yakhe, futhi angikwanisi ukuyibona. Kodwa kunjalo ikhona, labo abafundisiweyo bayakwazi ukuthi ikhona. UJobe wayibona, abantu babe vame ukuyikhangela, yaye iliBhayibheli kolunye usuku. Kodwa kulobu ubukhulu bezigidi lamabhiliyoni eminyaka yokukhanya, uNkulunkulu uhlala phakathi kwakho konke, futhi yena ukhangele phansi. UPaul uphakathi khonapho, umama wami uphakathi lapho kwenye indawo ekhangele phansi. Futhi ngacabanga ukuhleleka kwesixuku esikhulu emazulwini. Akula lokugodwa okuphandle kwendawo, konke kugcina isikhathi sakho ngokupheleleyo. Ibutho likaNkulunkulu elikhulu. Ngacabanga ngamasotsha ukuthi lapho nxa inyanga leyo ingenzakala ukuphuma ehlelweni, umhlaba ungambuzwa njalo ngamanzi ngemizuzu emlutshwane nje. Umhlaba ungabe njengalokho owawuyikho lapho uNkulunkulu ekhetha ukuwusebenzisa ukuze abe lathi lapha kuwo. Wawungelasimo futhi ungelalutho, futhi lobunyama namanzi ayephezulu kobubanzi bomhlaba. Futhi nxa leyo nyanga ingathi inyikile, kuza kwenza into efanayo njalo lapho inyanga ithetha kancane kude lomhlaba. Ukuhlehla lokuphakama kolwandle kuyabuya lapho isiya phansi, ilandela ukwehla lokuphakama kwamanzi, ibutho likaNkulunkulu elikhulu. Futhi lapho ngicabanga mayelana nge lokho kulibutho likaNkulunkulu elikhulu lapho, manje sayalala. Futhi ke ngaqala ukucabanga ukuthi akula lokugodwa kwalokho okuphuma endaweni yakho, konke kuhlezi endaweni. Futhi nxa kukhona ukunyikinyeka loba ngaphi kuzo, kungokwesizathu futhi kuzaphazamisa lumhlaba. Siyabona nje impumela yakho kathesi, vela kwezinye zazo zisiya kwezinye izindawo zazo. Kulalokho okukwenzayo kuzaphazamisa into yonke. Futhi ngacabanga ngakho-ke, nxa lawo mabutho amakhulu emazulwini kanjalo kumele kugcine indawo yakho ukwenza yonke into ihleleke, pho-ke ukungahleleki kwamabutho omhlaba? Kanjani lapho oyedwa ephuma phandle kohlelo ukuthi kuyabangela into yonke iphume endleleni? Uhlelo lonke lukaNkulunkulu luyaphambaniseka. Lapho ilunga elilodwa liphuma endleleni, kufanele siqhubeke sitshikatshika ukugcina uhlelo lukamoya. Futhi ngingafuna kuNkulunkulu lokhu kusa, ukuthi singaletha lokho enkonzweni yokusilisa eqotho, ukuthi sigcine leyi ingxenye iqembu leli esibuthane ngaphansi kophahla lokhu kusa ngokuvumelana okunje, ukuthi umoya ongcwele uza kubeka lonke ilunga lomzimba lelo elilapha lokhu kusa ekuvumelaneni okunje, kuze kuzivelele ukusiliswa ngomphefumulo lomzimba nxa nje singabamba indawo zethu. Manje njengoba ngikhulumile ekuqaliseni inina le elalile mvukuzane leyo udokotela uHubrook athatha owayeza kukhupha. Manje uNkulunkulu owabangela umsindo wokubhakuza ukuthi ungene eklinika futhi wasusa leyo mvukuzane engachiyanga ngitsho lenxeba alikwazi ukuthi lo uNkulunkulu ofanayo ulapha.
And the only thing that he is waiting for
futhi into kuphela leyo yena ayimelele ngelakhe ibutho ukungena endaweni layo njengezinkanyezi zithatha indawo. Manje liyakwazi na sesibe lezimpi ngemva kwezimpi futhi lamahungahunga ezimpi futhi nxa umhlaba usima siza kuba lezinye ezinenge izimpi.
Do you realize
kodwa liyananzelela ukuthi sibili lamandla amabili kuphela kulo lonke jikelele kukho konke ukwahlukana kwethu phakathi kwezizwe futhi ukwahlukana phakathi komunye lomunye lakho konke kubuya khona emandleni amabili. Kulamandla amabili kuphela futhi kule mbuso embili kuphela amandla amabili lembuso embili. Okunye konke izinto ezincane ncane zibanjaniswa kanye lawaphi amandla kulawo futhi lawo mandla ngamandla kaNkulunkulu lamandla kaSathane. Yikho yonke impi sonke isiyaluyayo yonke into ebuyayo ibuswa ingabe ngamandla kaNkulunkulu kumbe ngamandla kaSathane ngoba yiwo kuphela amandla amabili akhona lapho. Futhi lawo ngamandla empilo lamandla okufa. Manje yiwo kuphela amandla lawo amabili akhona lapho. Futhi uSathane kuphela enga amandla akhe alawo ngamandla aphambukisiweyo kaNkulunkulu. Kakusiwo mandla uqobo ikuphambukiswa kwamandla kaNkulunkulu. Yonke into uSathane alayo okufa yimpilo ephambukisiweyo kuphela. Amanga liqiniso elikhulunywe okungayisikho kuphela bona ubufebe yisenzo esingenziwanga ngokuyikho isenzo esilungileyo senziwa ngokungayisikho. Yonke into uSathane alayo yinto eyaphambukiswayo kodwa kungamandla. Futhi thina lamuhla esihleli lapha futhi enye into kumbe amanye amandla aza kubusa thina. Ngakho asiqotheleni phandle lawo ongomubi asithatheni indawo zethu njengenkanyezi zasemazulwini. Njengoba iBhayibheli likhuluma inkanyezi ezizulayo khona ebhukwini likaJuda zibhubhudla ihlazo lazo futhi asifuni ukuba zinkanyezi ezizulayo. Angazi kumbe lokho kuqondile, angazi kumbe lokhena kuqondile, angazi kumbe kuzenzakala, angazi kumbe ukuthi kungaba njani. Ungazuli dala njengenkanyezi lezo zemazulwini njengesotha eliqotho endaweni yomsebenzi walo mana lapho ukholo impilo lokufa. Manje ibutho lapho sibili ibutho isizwe silungiselela ukuyamelana lesinye isizwe kufanele kuqala sihlale phansi futhi sihlole okuhle lokubi futhi loba bayenelisa ukumelana lesizwe esilandelayo kumbe hathi. UJesu wakufundisa lokho futhi nxa abantu bengenza lokho nxa izizwe zingahlala phansi futhi zime futhi zicabange izinto lezi mhlangothi zombili singeke sibe nempi njalo. Manje siyathola ukuthi nxa umuntu engakwenzi lokho nxa inhloko zamabutho zelizwe zingahlali phansi kuqala futhi zihlole futhi zibone ukuthi zona ziqondile futhi le njongo lenhloso zabo zilungile futhi nxa bela amandla eneleyo amandla okunqoba impi elandelayo ngakho ngeqiniso baya kunqotshwa. Lapho uGeneral Custer ayenza khona iphutha lakhe eliyingozi. UGeneral Custer njengoba ngizwisisa wayelayo kuvela kuhulumeni ukungangeni elizweni lamaSuthu ngoba kwakuyisikhathi kibo sokukhonza kwakuyisikhathi sokukhonza babe lomkhosi. Kodwa uCaster wadakwa futhi wasecabanga ukuthi angakwenza nje kungenani yena wacapha ngabe kuyikulaywa kumbe kungayisikho kulaywa futhi ke bona badubula abantu abangelacala babadubula ngicabanga bachaya abanye babo kwakuzinhloli phandle zizingela okokudla ukupha abantu babo lapho bona babekhunza futhi ukasta ecapha wababona wacabanga ukuthi babedinga abecele labo futhi ke badubula kulezo nhloli futhi inhloli lezo zabaleka zabuyela kuyini ezakwenzayo bazihlomisa izikhali futhi nampo besiza futhi lokho kwaba siphetho sika-General Custer ngoba kazange ahlale phansi futhi acabange kuqala yena wayengela msebenzi lapho yena wayengela lungelo lokuba lapho yena wayesefuqe amaindiya kusuka okhunjini lwempumalanga yonke indlela ucaphela entshonalanga kungena futhi babelesivumelwano kodwa yena wephula lesi isivumelwano futhi lapho esephula isivumelwano ngakho yena wanqotshwa empini futhi ke ibutho kuqala ekulungiseleleni impi kuqala kufanele kube lokukhetha amasotsha kufanele bagqokele ukulwa kufanele bafundiselwe ukulwa futhi ngiyakholwa ukuthi impi enkulukazi eseyake yaliwa manje silungiselele ukwenzakala ngiyakholwa ukuthi uNkulunkulu ubekhetha amasotsha akhe ngiyakholwa yena ubewagqokisa ewafundisa futhi kathesi le ndawo yokulwela isilungisiwe isilungele ukuqala le enkulu impi yakuqala leyo eseyake yaliwa yaqala ezulwini lapho uMikhayeli futhi le ngilozi zakhe balwa loLucifer le ngilozi zakhe yaqala okokuqala impi yakuqala yayisezulwini ngakho isono asiqaliselanga emhlabeni saqalisela ezulwini futhi ke yaphoselwa phansi ivela ezulwini waxothwa ezulwini weza emhlabeni futhi wawela phezu kwabantu ngakho impi evela engilosini yaba yimpi yabantu futhi uSathane wabuya ukuzobhidliza okwadalwa nguNkulunkulu lokhu uNkulunkulu akudalayo ukuthi kube ngokwakhe yena wenza uSathane wabuya ukuzobhidliza lokhu kwakuyiyo injongo yakhe kwakuyikubhidlisa khona ngakho ke impi yaqala lapha emhlabeni futhi yaqala phakathi kwethu futhi ibivutha kusukela lapho manje ngaphambi kokuba impi ihlele kufanele kuqala bakhethe indawo yokuhlangana khona kumbe indawo impi lapho ezalelwa khona indawo ekhethiweyo empini yakuqala yomhlaba konke yayibekiwe kanjalo indawo engayiso yomuntu lezi ndawo lapho abalwela khona futhi kufanele babe le ndawo ekhethiweyo njengalapho Israyeli esiya empini kanye lamafilistiya kwaku loqaqa eceleni linye lapho abahlangana khona futhi yikho lapho Goliath aphuma khona futhi wamemeza kumabutho ka-Israyeli yikho lapho uDavida ahlangana laye khona esikhotsheni lapho esecaphe isifudlana esasigeleza phakathi kwamaqaqa amabili kwadobha amatshe fanele kube le ndawo ekhethiweyo futhi kulokho kukhona indawo evunyeleneyo ngababili akusindawo yomuntu futhi balwa lapha kule ndawo ngabaphunguthi nje omunye alwe ngaphezulu lapha futhi lomunye phansi lapha futhi lomunye agijime ngalapha kukhona inkundla yempi lapho abahlangana khona futhi bazwane amandla abo lapho elinye ibutho liyazwana amandla alo lelinye ibutho indawo abavumeleneyo ukuhlangana manje kubambeni ungakukhuthi lokho lapho le impi enkulu iqala emhlabeni kwakufanele kube le ndawo evunyeleneyo ngababili yokuhlangana kwakufanele kube le ndawo ekhethiweyo ukuze impi iqale futhi lokuthi impi ivuthe futhi lezo ndawo zokulwela ziqala engqondweni yomuntu yikho lapho impi eqala khona ingqondo yomuntu yakhethelwa ukuba yindawo yempi lapho eyaqala khona futhi lokhu kungenxa yokuthi izinqumo zenziwa zivela engqondweni ikhanda manje abazange bakuqale khona kuvela kwenye inhlanganiso abazange bakuqalise kuvela kokunye komtshini inkundla asiqalanga lapho ngakho-ke leyo nhlanganiso ayisoze yenza umsebenzi kankulunkulu ngoba inkundla zempi lapho okufanele uhlangane lesitha sakho usengqondweni kufanele wenze ukhetho lwakho uhlangana lawe ngifuna le inkazana encinyane lapho egula kakhulu ukuba ngeqiniso lokulalela kates kulokhu lalelisisa sibili izinqumo zenziwa engqondweni ikhanda yikho lapho usathane ahlangana lawe lalapho izinqumo ezikhona ngoba unkulunkulu wenza umuntu ngendlela leyo manje ngile ngakade ukhangele kumanothi ami lapha ngilo kwimephu okudetshiweni ngangilakho lapha kungasikude ngakusebenzisa
ebhodini
umuntu wenziwa njengohlamvu lwenqoloyi kuyimbewu futhi umuntu uyimbewu ngokwenyama uyimbewu kababa wakho nomama impilo yaphuma ivela kubaba inyama yaphuma kumama ngakho laba ababili ndawonye iqanda legazi ubuya ndawonye futhi phakathi kwesicucu sesakhi segazi kule mpilo futhi phakathi lapho kuyaqala ukubumbeka kusenza umntwana manje loba yiphi imbewu ilekhasi ngaphandle ingaphakathi yinyama futhi phakathi kwenyama kulohlambana lwempilo awu yiyo indlela esenziwa ngayo singumzimba umphefumulo lomoya ingaphandle umzimba ikhasi ingaphakathi yalokho unembeza futhi lokunjalo kungumphefumulo futhi le ngaphakathi yomphefumulo kungumoya futhi umoya ubusa konke okunye manje nxa ungahlala phansi lapho ufika ngekhaya futhi udwebe iy'ndingilizi ezincane ezintathu uzathola ukuthi umzimba wangaphandle ule mizwa emhlane othintwa ngayo futhi leyo yikubona ukunambitha ukuthinta ukunuka ukuzwa yiyo imizwa emhlane ebusa umzimba womuntu phakathi komzimba kungumphefumulo futhi lowo mphefumulo ubuswa yikucabanga unembeza umkhumbulo ukuzindla futhi lezifiso yile nto ebusa umphefumulo kodwa umoya ulomuzwa owodwa kuphela umoya asikubambeni khona umoya ulomuzwa owodwa futhi lowo muzwa kumbe uyakubusa khona kulokholo kumbe ukuthandabuza yikho kanye futhi kule ndlela eyodwa kukho lokho ikuzikhethela ungamukela ukuthandabuza kumbe ungamukela ukholo loba yikuphi ofuna ukusebenza kukho ngakho-ke usathane waqalisela kungxenye eyisiqokoqeni ukubangela umoya womuntu ukuthandabuza ilizwi likankulunkulu uNkulunkulu waqala ngengxenye eyisiqokoqela ukubeka ilizwi lakhe kulowo moya nanko-ke yikho lokhu okukwenza nxa ibandla leli khona kathesi lingabekwa ndawonye futhi lelukiwe ndawonye okokuthi wonke umuntu uba mqondo munye kungelangitsho elilodwa ithunzi lokuthandabuza loba ngaphi akuyikuba lo muntu obuthakathaka phakathi kwethu phakathi kweminye imizuzu emhlanu akuyikuba lo muntu lapha ofisa umoya ongcwele kodwa ukukwamukela wona nxa ungalungisa nje leyo nto ethile manje nanko-ke lapho impi eqala khona engqondweni yakho ukuthi wena uyathanda manje khumbula akusikho i-Christian Science manje ingqondo phezulu kokubambekayo lokhu akukaze ingqondo yamukela impilo eyilizwi likankulunkulu futhi lapho kuletha impilo imicabango yakho nje ingeke ikwenze khona kodwa ilizwi likankulunkulu lilethwe phakathi endleleni yomcabango wakho bona ngakusiyo umcabango njenge-Christian Science ikwenza khona ingqondo phezu kokubambekayo hhatshi lokho ngakusikho khona kodwa ingqondo yakho iyakwamukela khona iyakubamba khona kuyini ingqondo yakho ebuswa yikho umoya wakho futhi umoya wakho uyabamba ilizwi likankulunkulu futhi yiyo le nto elempilo phakathi kwayo iyaletha impilo phakathi kwakho oh mfowethu nxa lokho kuthatha indawo nxa impilo isiza phansi ngaleyo indlela ingena kuwe ilizwi likaNkulunkulu liyabonakaliswa kuwe. Nga uhlala kimi, la mazwi ami ehlala kuwe. Ngakho-ke cela lokhu okuthandayo futhi uzakwenzelwa. Ngakho-ke kwenzani lokho? Usukela phakathi kwenhliziyo okungumphefumulo, usukela lapho yaphuma kufunza yonke indlela. Uhlupho lwakho yikuthi thina simile phakathi lapha silokuthanda buzo kunene, sizama ukwamukela lokhu okuphandle le. Kufanele ukumise lokho futhi ubuye phansi kuleyo ndlela kanye lelizwi leqiniso likaNkulunkulu, futhi-ke kuyaphuma phandle ngokwakho kuzenzeli. Kuyilokho okungaphakathi, iyo into ebalwayo ingaphakathi. Ukuza kukaSathane kusukela ngaphakathi. Manje wena uthi angitshontshi, anginathi, angenzi lezi zinto. Lokho akulani lokwenza lakho. Bona, kuyingaphakathi. Akulandaba ukuthi ulunge kanganani, uziphethe kuhle kanganani, uqiniseke okunganani. Lezo zinto ziyahlonitshwa. Kodwa uJesu wathi, ngaphandle kokuba umuntu azalwe kutsha, bona, kufanele kube lenye into enzakala phakathi. Nxa ungakwenzi lokho, phamaso sokuzibazela khona phansi enhliziyweni yakho, uyafisa ukwenza loba kunjalo, ngeke kube isiphamaso, kufanele kube qotho. Futhi kule yodwa kuphela indlela le, lokho okungenelisa ukubuya phansi, futhi kungendlela yokuzikhethela, kuze phakathi emphefumulweni, ngemicabango yakho, njengomuntu ecabanga enhliziyweni yakhe, ngakho-ke unjalo. Nxa ungathi kulintaba, suka, futhi ungathandabuzi enhliziyweni yakho, kodwa ukholwe ukuthi lokho wena okuchileyo kuzakwenzakala. Ungaba lakho lokho wena okuchileyo, uyakuthola. Nanko-ke boni, nanzo inkundla zokulwela impi. Nxa ungenza lokho, uqale kuqala. Siyaphithekela ukubona izinto zisenziwa. Siyaphithekela kakhulu ukwenzela uNkulunkulu enye into. Leli ininakazi elincane lona liyaphithekela kungelakho kuthandabuza. Liyaphithekela ukuphila, lona lifuna ukusila. Abanye balapha bafuna ukusila, futhi nxa sisizwa mayelana ngaleyo ndaba, njengodokotela uvuswa kwabafileyo, izinto ezinkulu ezilamandla lezo uNkulunkulu wethu azenzileyo. Ngakho-ke siyaphithekela futhi into yakho yikuthi sizama ukufinyelela ngaleyi mizwa, ukubamba enye into lapha njengonembeza. Abantu abaningi kakhulu izikhathi eziningi bahlanekezela ilizwi, futhi bengingazwisisa ngalokho ngokubizela elathini. Ngathi angixilanga kangako ekubizeleni elathini, kungatsho ukuthi akufanelanga libizele elathini. Kodwa omunye umuntu athathe omunye umuntu ngengalo athi, "Oh mfowethu John, uyazi ukuthini, mina lawe besingomakhelwane sonke lesi isikhathi. Woza lapha phezu kwelathi, yehla phansi. Kuyini akwenza? Uyafisa aluba bengile bhodi elimnyama ukubhalela lapha. Bengizalitshengisa lokhu akwenzayo. Yena uzama ukusebenza ngomphefumulo wakhe ngezifiso. Lokhu akusebenzi. Kayisiyo indlela sibili. Yona kayisiyo. Mhlawumbe yena usebenza phakathi kwani? Umkhumbulo, umuzwa womphefumulo wakhe. Oh mfowethu John, wena wawulomama omangalisayo. Yena wafa isikhathi eside esedlulayo. Umkhumbulo, bona awungeke ukwenze lokho. Kufanele kwehle phansi emzileni kwakuzikhethela kwakho. Wena ngokwakho yekela ilizwi likaNkulunkulu. Wena kawubuyi ngoba umama wakho wayengowesifazane olungileyo. Wena kawubuyi ngoba ungumakhelwane olungileyo. Wena uyabuya ngoba uNkulunkulu ukubiza ukuthi ubuye, futhi umamukele yena ngezimiso zelizwi lakhe. Lelo lizwi yilo elitsho into yonke. Lelo lizwi, nxa wena ungasusa yonke into phandle kwendlela, unembeza wonke yonke imiso, futhi nje ubusuyekela ilizwi libuye phakathi, ilizwi leli lizathela khona kanye lapha. Bona ukuthi kumbozwe ngani. Wena uthi awu kathesi, wena uthi awu, lokhu unembeza le mizwa futhi lokunjalo. Akulani lakho mfowethu Branham, ngempela kulakho. Kodwa nxa ungavumela ilizwi libuye phakathi futhi likumbuze khona ngonembeza, ngakho-ke lingeke likhule, kuza kuba lilizwi eliyisilima. Sowake wabona uhlamvu oluhle lomumbu luhlanyelwe emhlabathini, futhi ujiye uluthi luwele phezu kwalo, kuzakhula kugobile. Loba livini liphi, loba yini leyo ekhula isiya phezulu, iza kuba njalo ngoba enye into ikwenqabeni. Awu, yilo uhlupho ngokholo lwamaPentecost ethu lamuhla. Sesivumele izinto eziningi zakwenqabela khona ukholo lolu esalufundiswayo uMoya oNgcwele lowo obuphila phakathi kwethu sesivumele izinto eziningi kakhulu sikhangele komunye umuntu ukuthi udevil uhlala ezama ukukukhombela ekwahlulekeni komunye umuntu kodwa uyazama ukukubeka khatshana lobufakazi beqiniso lobo obuqotho yena uza kukhombela kumzenzisi kwesinye isikhathi owaphuma elingisela enye into yena kazange akwenze ngoba wayelingisela kodwa nxa khona uvela endaweni yeqiniso yelizwi likaNkulunkulu izulu lomhlaba kuza kwedlula kodwa ilizwi lami alingeke ladlula kufanele lihlale khonapho uyakubona dad fanele kwamkelwe engqondweni kubeke sokukholwa ngenhliziyo ngakho ke ilizwi likaNkulunkulu libaqotho khona ke yonke imizwa yomphefumulo lo mzimba iyakhuhlwa ngomoya ongcwele ngakho umuzwa wakho kaNkulunkulu unembeza wakho kaNkulunkulu yonke into elobu uNkulunkulu igeleza kuwe akula kuthandabuza loba ngapi akula lutho olungenelisa ukuphakama akula lutho olungenelisa ukungena emkhumbulweni futhi luthi awu ngiyakhumbula uNkosazana Jones wazama ukuthemba uNkulunkulu noNkosazana Sibanto Sibani uNkosazana Do wazama ukuthemba uNkulunkulu ukusiliswa kwesinye isikhathi futhi wehluleka bona kodwa uba indlela leyo isihlanziwe futhi yagezwa futhi yagcwaliswa ngaphakathi ngomoya ongcwele lokhu akubuyi ngitsho emkhumbulweni akulandaba mayelana ngonkosazana Jones futhi lalokhu akwenzayo kunguwe lo nkulunkulu ndawonye futhi akula omunye kodwa lina lobabili nanko-ke nanso impi yakho umbulale ekuqaliseni umise afe endleleni yakhe akusikho ukuthi uyidonsa kanganani impi ngokokuthi imise yona khona kathesi nxa ungabuya futhi ugcine yona imikhumbulo lonembezi layo yonke into cabanga mayelana awu ngingehluleka ngabe kungalunganga ungakwenzi lokhu ngiyithola kancane wena jikela yonke into eceleni futhi uvule indlela futhi uthi nkulunkulu ilizwi lakho liliqiniso laphakade futhi lingelami nxa ibandla lonke lingehluleka nxa umhlaba wonke ungehluleka kodwa-ke ngingeke ngehluleke ngoba ngithatha ilizwi lakho naso-ke impi yiyo-ke into kungani usomandla uNkulunkulu ekhuphe imvukuzane ebeleni lowesifazane kungelangxeba futhi ayekele umntwana alale futhi afe hathini umzana inkazana encinyane yabuya lapha kungasikude ivela esikolo esiphezulu unina wangibiza wathi mfowethu Branham inkazana yami ilomkhuhlane we-Hodgkin leyo imvukuzane eba yizigaqagaqa futhi udokotela wathatha isiqephu esivela lapha ephuma khona emphinjeni wakhe wakuthumela futhi kwakungumkhuhlane we-Hodgkin ngokupheleleyo futhi yena wathi okulandelayo kuqamuka kungaqamuka enhliziyweni yakhe lapho kuqamuka uhambile yena wathi akalo ngendlela okuqamuka ngayo yena ule loba ngapi inyanga ezintathu zokuphila unina wathi kuyini engiza kwenza ngimbuyisele njalo esikole wathi ngimyekele ahambe ngoba uzahamba phose engakhangelelanga futhi wathi ngimyekele nje futhi aphile impilo yansuku zonke lapho ekwanisa lingamtsheli lutho mayelana ngakho ngakho inina lathi kimi kuyini okufanele ngikwenze ngathi ngimlethe lapha futhi ngimbeke emzileni ngokukhulekela futhi ngase ngisithi wena buya laye ngezwa umuzwa omncane ongajwayelekanga futhi lapho inkazana encinyane isibuyile lokho kuhle lendebe eziluhlaza okwesibhakabhaka phela ekuzipendeni futhi njengoba lesikolo silabo futhi linto encinyane yafika angizange ngibe kwazi ngubani owayeza kuba nguye wayeza ngibamba mina efonini ngabamba isandla sakhe ngathi ukusa okuhle dadi nango lapho kwakunguye okwemizuzu emlutshwane nje ngakhangela phansi kunina futhi ngabona bonke babo bengela uNkulunkulu bengela uKristu ngathi ngingakhangelela kanjani ukusiliswa kokunje lingemukela na uJesu Kristu njengomsindisi wenu ngathi ungabuya na kuleli cibi lapha futhi wabhaphathizwa ebizweni likaJesu Kristu kukho ukuthethelelwa kwezono zakho bathi siza kwenza lokho oh yakwazi kuyini okwenzakala owesifazane engabe ehlezi lapha kulokhu kuse abaningi benu liyayazi lindaba umfowethu uMike Egan omunye wabaphathi isikhwama lapho wayikhangela lindaba lokhu sokube mhlawumbe iminyaka emine kumbe emihlanu edluleyo inkazana encinyane yathathwa yabiselwa kudokotela ngitsho khona okugodwa okutshengiselayo umkhuhlane we-Hodgkin owatholwa kuye kwakuyini indaba kwakumele uvule indlela kuqala. Kufanele uthole isotsha umoya ongcwele ebekwe enkundleni yempi. Othatha ilizwi likaNkulunkulu, yena ulilizwi, futhi yena uyama lapho akula lutho oluza kumisa khona-ke. Akula lutho olu ezinye izindlela zigezisiwe njengebhayibhile elidala lezimbobo zechimini. Ungabeka umlilo phakathi, kuyadubuka yonke into yabo. Yilo udaba ngamaKristu adubukileyo, kungenxa yokuthi kabagezi indlela abayiphansi khona phakathi. Kufanele ukuhlanze khona, unembeza umkhumbulo, imicabango, ubeke eceleni yonke into, futhi ubuya uvela ngaphakathi usiya phandle, kanye lalelo lizwi likaNkulunkulu elingaqothanisanga ukuthi lona iqiniso. Kungelandaba ukuthi iy'nkulungwane ezilithumi zifile kulolu uhlangothi namuhla, zithembile. Iy'nkulungwane ezilithumi zafa kulolu inhlangothi sasa, zithembile. Lokhu akulani lami, mina ngingumuntu ngimunye, ngiyimi engithembileyo, ngiyimi engikukholwayo. Futhi siyabona emuva le, ngabe sifuna ukuvula indlela zethu-ke, nxa singenelisa futhi sibona, siyafumana lo lalowana, futhi lalo lalowana. Izinkulungwane zabo ziyafakaza, kodwa udevil uzazama khona ukuphendula. Nxa engangena khona phakathi lapho ngenye indlela, uselicithile ibutho lakho khonapho. Nxa ule mizwa yakho, ukubona, ukunambitha, ukuthinta, ukunuka lokuzwa, yonke ilungile, kodwa ungayithembi ngaphandle nxa ivumelana lelizwi, yonke ilungile, kodwa nxa iphikisana lelizwi ungayilaleli. Manje imicabango, unembeza, imikhumbulo, izindlu, futhi lezifiso, konke kulungile nxa kuvumelana lelizwi. Kodwa nxa isifiso sakho singavumelani lelizwi, sisuse, uyadubulisa ichimini khona masinya. Bona, nxa ukuzindla kwakho kungavumelani lelizwi, suka kukho kunjalo. Injini, nxa umkhumbulo wakho, nxa imicabango yakho, nxa unembeza wakho, loba yini kuphikisana lalokho okungaphakathi, kususe. Usulani-ke, usulohlelo lwamandla elanga. Haleluya. KunguNkulunkulu wahlela inkanyezi futhi wathi, lingani lapho, ngize ngilibise. Yahlala khonapho, akula lutho oluza kuzisusa. Uba uNkulunkulu engazuza umuntu ezandleni zakhe, aze athole imizwa, unembeza, yonke into ihlanziwe, ize ime kanye loNkulunkulu ngemva kwayo emoyeni, akula ngitsho udevil emhlabeni ongangenisa ukuthandabuza phakathi lapho. Kunjalo yena uyabuya lapho futhi athi, awuzwa ngcono ngitsho, nembeza wakho akasekho kulokho, chimini isihlanzekile, iyamemeza haleluya, ikhala sokuphumisa, thaye ukhwelo uthumo kuNkulunkulu. Siyakhazimula sibi khona nje uhlanzekile njalo kuyakhanya, ukuze ilizwi likaNkulunkulu lisebenze ngalapho. Amandla kaNkulunkulu bona yiyo into enkulu. Nansi inkundla yakho yokulwela. Inkundla yakho yokulwela ingemuva lapha ekuqaliseni, emuva lapha emphefumulweni, emuva engqondweni yakho evulekayo. Ingqondo lisango lokuya emphefumulweni, isango lokuya emoyeni. Ngizama ukutsho, ingqondo yakho iyavuleka futhi yamukele umoya, kumbe iwale umoya. Ngaba labo nembeza abancane, imizwa emincinyane, lamadlabuzana amancinyane, zonke lezi zinto, lokho akulani lakho. Lokho nje ngamadlabuzana amancinyane lezinto, kodwa nxa sokusiza ebuqothweni, ingqondo yakho iyakuvula khona. Ingqondo yakho ingabe ikuvuma kumbe ikulahle khona. Kunjalo bangani, uNkulunkulu yenza kungabi lo yedwa kumyeqayo. Bona, ingqondo yakho evulayo umnyango, kumbe iwuvale umnyango, futhi ilalele kunembeza wakho, ilalele kumkhumbulo wakho, ilalele izifiso zakho. Kodwa lapho ingqondo yakho ivaleka yona kulezi izinto, futhi ivumele uNkulunkulu umoya welizwi lakhe ungene phakathi, kuyaphephethela okunye kwezinto zonke phandle. Ukuthandabuza konke akusekho, ukwesaba konke akusekho, wonke amadlabuzane wokungakholwa awasekho, imizwa yonke ayisekho. Akusela okumiyo lapho kodwa ilizwi likaNkulunkulu, futhi uSathane angeke alisane lalokho. Hathi mnumzane, yena angeke alisane lakho. Manje siyakwazi lokho kuliqiniso. Lezi izimpi bezivutha kusukela ngosuku lwasesimini ye-Edeni. Impi engqondweni yomuntu, uSathane waliqalisa. Wenzani lapho ehlangane lo Eva yena kazange aliyale ilizwi likaNkulunkulu kodwa walipenda mhlophe luna yena wamisa ezinye ezincane indlela lapha kwenye indawo wathi kodwa sibili uNkulunkulu Genesis 3:1 bona sibili uNkulunkulu zonke lezi izinto lezo yena azithembisayo yena wazi ilizwi laliqondile kodwa yena wazi wayengeka aphume khona nje futhi alikhalimele lona ngomsindo kanjalo kodwa walicoba ngechukeli njengomama wayejwayele ukusenza sithathe umuntu futhi wayezama ukufaka ijuice yama-olentshi phakathi kwamafutha ecaster mina bo kungaba ngcono ukuthatha amafutha ecaster kungela juice ye-olentshi into elokukhohlisa bona yena sasijwayele ukuvuka ngesikhathi sobusuku futhi asinike amafutha amalahle esenzela ukukhwehlela futhi wayefaka amafutha amalahle futhi afake ithukela kuwo bona sengathi ikukhohlisa kodwa kwakuvele kuthise amadlala akho bhose kusehla phansi emva kokuba ithukela siphelile awu yiyo indlela okuyiyo mngani sathane uyazama ukukhohlisa ngakho yena uyazama ukukutshengisa enye into engcono indlela elula icebo elile ngqondo kodwa akusela elinye icebo elile ngqondo kulaleli uNkulunkulu alibekayo ekuqaliseni ilizwi lakhe bamba lelo lizwi libambisise lona livumele lona likubambisise hlala khonapho kanye lalo yiyo into impi yavutha lapho Eva evula ingqondo yakhe ukulalela ukuzindla kwakhe yiso isikhala okwangena ngaso yiyo indlela okwehla phansi ngayo ukuzindla kwakhe yena emphefumulweni wakhe wazindla amehlo akhe kwakuyikubona yena wabona inyoka yena wayemuhle ekhangeleka kahle okungcono kule ndoda yakhe yena wayehlakaniphile kulazo zonke izilo zasensimini futhi mhlawumbe wayeyindoda ebukekayo kule ndoda yakhe yena wayekhangeleka njengesilo esikhulu sesilisa simile lapho wayemkhulu kanganani futhi wayezama ukumtshela ukuthi kwakuyinto enkulu okunganani futhi into yakuqala ayenzayo wavula ingqondo yakhe futhi wathi esekwenzile ukuzindla komuntu kwakubamba ngani angeke kuvuse amadlabuzane lokho yiyo into ayenzayo kowesifazana lamuhla omunye umfazi ole ndoda enhle encinyane athole enye inkalakatha enkulu indoda elenyama eziqatha indoda izazama ukuvula ukuzindla khumbula lo ngusathane lo ngudeveli kumbe uphendulelwe indoda emfazini umfazi endodeni loba ngayiphi indlela kuyina kwenzayo uyasebenza phakathi kulawa mandla okuzini lo unembeza kumbe okuthile uyaqala ukusebenza kodwa nika ilizwi likaNkulunkulu indawo yokuqala umuntu angeke abuye yena angeke enze isono haleluya nanku lapho lokho kuza kukutsha umuntu angeke enze isono kuze kuthi kuqala alahle eceleni ilizwi likaNkulunkulu yena angeke enze isono lokho yikungakholwa aze athi kuqala asuse ilizwi likaNkulunkulu ubukho bukaNkulunkulu angeke enze isono u-Eva wayengeke enze isono aze abeke eceleni ilizwi likaNkulunkulu evula indlela yokuzindla ngomphefumulo wakhe futhi aqale ukuzindla ngani sibili indoda yami ayikazi ingitshele lezi izinto kodwa ngiyakholwa ukuthi wena yena wangitshela akufanelanga ngenze lokhu kodwa uyakwazi ukwenza khona kube qotho kakhulu futhi kube sobala ngiyakholwa kuzakuba ukumangalisayo ngoba ukwenza kube sobala kimi bona khonapho kwaba le mpi yakuqala futhi ngaleyo mpi sokubangele eyinye yonke into futhi lakho konke ukucitheka kwegazi okwake kwaba khona kwabangelwa khona lapho e-Edeni kazange akholwe ilizwi likaNkulunkulu futhi nxa nje into encinyane yelizwi likaNkulunkulu ingakhulwa kwabangela lonke lolu uhlupho sizabuyela njani emuva singalikholwa ilizwi awungeke ukwenze kufanele uvale ezinye zonke lezi zinto unembeza imikhumbulo futhi uthi ukuzindla lazo zonke lezi ezinye izinto lahlela phansi ukuzindla asizindli ngakho la kancane ngitsho la kancane siyalamukela nje ilizwi phezu kwesisekelo uNkulunkulu watho njalo futhi kubeka isifudlana phakathi kwakho loNkulunkulu yonke indlela ibuya ivuleke phakathi kwakho loNkulunkulu njalo ke nanso impi yona eyokuqala umzila waphambili Singa sebenzisi umpopo wohlobo lwamachumi amabili lambili asithatheni ibhomba yeatomu asenze umsebenzi kuhle asithatheni ibhomba yeatomu kaNkulunkulu ini mfowethu Branham KHOLO elizwini lakhe iyo ibhomba yeatomu kaNkulunkulu yadubula ukugula labo devil kwesokunene nakwesokhohlo iyawathabalalisa iyakwehlukanisa okuyi iyabhidlisa nje iyachitha yonke into engelabo uNkulunkulu lapho leyo bomba yokholo iwela phakathi lapho kanye lelizwi likaNkulunkulu ngemuva kwayo yadubula wonke udevele ukugula konke umkhuhlane wonke wena uthi kunjalo na mfowethu Branham khona-ke kungani kusenza kwabanye futhi kungenzi kwabanye kungenxa yendlela ungakhangela phandle futhi ukubone khona kodwa ufanelwe ukuthi ube lakho phakathi lapho khangele ngakule indlela hathi phandle le khangele phakathi kufanele ube phakathi ukhangele phandle bo awungeke ubuye ngokuzindla awungeke ubuye ngezinye lezi zinto kufanele ubuye khona kanye phansi ngendlela kaNkulunkulu yakho khona phakathi emphefumulweni futhi yakwenza njani lokho kuyini indlela yokucina kuzazinto usehla phansi wena uthi imizwa o ngiyayizwa yona yebo nanko-ke lapho aha o mhlawumbe ngingakunuka khona kumbe okunjalo lezi zinto zikhona yebo into elandelayo uyazindla awu khona kukhangeleka njengokuthi ngabe ekwazi lokho akhuluma ngakho udokotela uthi angeke ngiphile lokho kungaba yikho uyabo khona-ke lapho wena usuphambansile lo ngudevel emile lapho lo ngudevel efuqela izinto lezo phakathi kwakho ungakukholwa lokho haleluya izwi likaNkulunkulu lathi ngiza phezu kwakho konke ngithanda ukuthi uphumelele empilweni kahle lokho yikho ngaba njani lisotsha leqiniso phandle le bo una uphumelele empilweni kahle nanko-ke lapho khona lapho kulezo ndlela uyayithatha nje izivule ungazikhekhelezi nje ngakho-ke nxa usathane engangena phakathi lapho adlule ngalezi unembeza lezinye zonke izinto futhi-ke uyangena khona phansi lapho ekucineni komphefumulo engqondweni manje nxa yena nje engakwenza wena awusoze ukhangele kokunye kwazo uze uthi kuqala umvumele phakathi lapho kumele umvumele yena phakathi lapho-ke engena phakathi uselokubusa futhi-ke yena uyenzani uyaqala ukusebenzisa unembeza yena uyaqala ukusebenzisa lokho aqala ukusebenzisa lokho okokuphumisa phandle yikuyini ukubona ukunambitha ukuthinta ukunuka ukuzwa imicabango unembeza umkhumbulo izindlo izifiso yena uyaqala ukusebenzisa zonke lezo ndlela ezincinyane ezehlukeneyo kuphela engangena phakathi phezu kwakho lokhu lapha yena kumele ukuthi angene engqondweni yakho kuqala futhi kumele ukuthi ukwamukele khona kungalalelani khona kungakungqinkile kodwa angeke kungene kuwe ngaphandle kokuthi wena ukwamukele lapho usathane esiza u-eva futhi wathi uyazi sithelo siyathokozisa kwama okwesikhatshana o yikho lapho ayenza khona iphutha lapho esima okwesikhatshana ungameli lutho ulawo umbiko uJesu uyaphila uNkulunkulu ungumsilisi yiwo lo umbiko ungameli lutho akula kuzindla akula lutho olunye kodwa kwama okwesikhatshana yikho lapho usathane ahamba wangena khona kuleyo ngqondo wathi awu bakala kule hlakanipho o ungakwenzi lokho sithatha nje kuphela uNkulunkulu akuthiloyo u-Abrahamu aluba wema yena ukuzindla lapho yena emtshela uzakuba lo mntwana ngoSera futhi wayesengamachumi ayisithupha lanhlanu futhi yena elamachumi ayisikhombisa lanhlanu futhi wathi eselekhulu laye eselamachumi ayisificamunwemunye yena wayelokhu yena wavuma ukuthi ilizwi likaNkulunkulu laliliqiniso futhi wabiza lezo zinto ezazingekho njengokuthi zazikhona bona yena loba ithemba kwakuselethemba na yena kazange ngitsho asebenzisa ithemba awena uthi ngithemba ukubana ngizakuba kahle ngithemba ngizasila ngithemba ngizazuza umoya ongcwele ngithemba ngingumkristu ngithemba ngizenza lokhu awufuni lokhu u-Abrahamu akazange ekhangele kulokhu amen kungasela ithemba yena waqhubeka ekholwa ilizwi likaNkulunkulu ukholo lungaphezu kwethemba ukholo lubuya luvela emuva lapha khona ngaphakathi ukholo lubuya luvela lapha Ungena njani phakathi ngale ingqondo lumnyango iphambili yempi imi lapha manje lapho usuhlele impi manje udevil uhlezi khona kuyo yonke inhliziyo yokubusa yena uhlezi inhliziyo yale inkazana encane yena uhlezi enhliziyweni zenu yena uhlezi yonke indawo khona lapho yena uthi oh ngikubonile uzama phambilini sengake ngakuzwa lokhu ngaphambili xothele phandle yikho kuphela xothele phandle lathini ibhayibheli lapho isihloko sesifundo sethu ukumxothela phandle lokho yikho ukumxothela phandle sikufundisiwe ngiyacabanga luyini uhlupho ngathi abathumayeli ngiyamangala yikufundiswa bani esibe lakho uNkulunkulu ufundisela leyo mpi enkulu uMathewu 24 wathi lapho futhi njalo noDaniel 12 wathi kuza kuba lesikhathi sohlupho leso esingakazi sibe khona emhlabeni ngaphambili futhi siphila kuleso sikhathi lapho amasiko lemfundo lezinto zokumboza engaphezulu kwelizwi likaNkulunkulu futhi kwangena ekuzindleni lokunjalo impi isikhona manje ngubani oza kuma haleluya impi silungele ukungena isihleliwe kathesi Khangela impikisano enkulu esilayo ngaphesheya. Ngubani oza kuba njengoDavida? Wathi, "Yama futhi lichiye lo mFilistiya ongasokwanga esiyayisa amabutho kaNkulunkulu ophilayo. Ngiza kuya mlwisa." Amen. UNkulunkulu ufuna amadoda labafazi lokhu kusa abangaphakama futhi bathi, "Ngiza kuthatha inkosi ngelizwi layo." Amen. Kungenani lokwehlulekayo lapha lokhu lalokhiyana futhi lokuthi loyana wenzani lokho gakulani lakho. Lina bo Sawuli futhi lokunjalo nqa lina limesaba uyelani muva lapho elivela khona kodwa impi kaNkulunkulu iqhubekela phambili amen amadoda esibindi amadoda okholo amadoda amandla amadoda okuzwisisa akudingi ukuthi bakhaliphe akudingeki ukuthi babe ngabafundileyo ufanele babe bezindlela uNkulunkulu uthatha lezo ndlela ezincane wama okwesikhatshana ukuzindla esithi awu manje ake sibone awu njengokuthi kungaba njani singa Eli nina elincinyane lokhu kusa kungelako ukuthandabuza ukuthi udokotela umtshelile useduzane namaphetho omgwaqo akulalutho olungenziwa awu manje lo ngulo dokotela angimcali yena lo ndoda ngundoda weze science yena uyabona ukuthi umkhuhlane usinqobe umzimba womntwana kungaphezulu kwento yonke yena akala muthi ongakumisa kanjalo leyo mvukuzana eyanqoba lowo mfazi sibili ukufa kwase kunqobe lo mntwana kodwa ukapteni omkhulu wethu haleluya walelo butho elikhulu yena uyikuvuka lokuphila akula okunganqoba yena haleluya ingqondo zempi zihleli phakathi kwakhe kapteni balo ulwazi uRommel eGermany wayezingqondo zeGermany hathi uHitler uRommel lokho yikho Eisenhower amadoda ebuthu phatho lawo madoda ayephambili kwakusiya ngayiphi indlela ababenika ngayo umlayo uyalandela ukapteni wakho nqa yena eluhlobo olulungileyo lukageneral nqa yena eluhlobo olulungileyo nqa yena engugeneral oleyinkanyezi ezine nqa yena ehloliwe nqa yena ehloliwe ukuba ngolungileyo imlandele yena lanxa kungezwakala kukubi kuwe Kamba khona phambili yenza njengoba ekutshelile haleluya gelo general olenkanyezi ezinhlalo obelithwa JESU obeka inkanyezi ezinhlalo kithi KHOFO yena akazi anqotshe empini haleluya yena wanqoba ukufa isihogo futhi lethuna kupa odevil phandle kwendlela yena ungukapteni omkhulu Ngakho uDevil kabalwa impi enkulu eyake yavutha hleliwe ilungele khona kathesi sibili isilungele oh haleluya lapho ngicabanga ngakho lapho ngisima futhi ngibona yena esenza izinto ngimbona yena esembula izinto evula izinto ethi kuza kuba ngale indlela futhi lale indlela nanko ke lapha oh khangela emuva lapha futhi uthi kubani lo ukapteni omkhulu oh angikhangeli emuva futhi ngibone nqa kungudokotela zibani lo zibani ngibona lokhu okuthiwe ngukapteni yena ungukapteni wosindiso lwethu haleluya Kuyini usindiso ukukhululwa dumo yena ungu captain wokukhululwa kwethu
ihola elikhulu lokuhlasela seliseduze haleluya socha kanye lezikhali zikhazimula amafleki ephephuka ukholo lokuthandabuza kuyazihlela phakathi kuleli thebhanekeli lokho kusa thandabuza kwelinye icele ukholo kwelinye masotsha manini ezindaweni zomsebenzi haleluya captain wethu nkanyezi yokusa qubeka ikhokhela yena kabuyeli emuva ngitsho yena ngitsho kalazi ibala lokuhlehlela muva yena akahlehleli emuva amen sibili impe enkulu wesezake ezaliwa yaqobeka khona phakathi lapha kathesi yebo numzana phakathi kwempilo lokufa phakathi kokugula lempila kahle phakathi kokholo lokuthandabuza oh mina bo phakathi kwenkululeko lobugqili impi qalile khanyisani imikhonto yenu masotsha polichani izikhali uNkulunkulu sesenza amasotsha akhe alungiselele amen uNkulunkulu ugcoba impi yakhe Melika iqokisa amasotsha ayo ngendlela engcono engawagqokisa ngayo ingowane zensimbi lezikhali futhi loba yini abalayo izikwagwagwa loba yini leyo abaya kuyo uNkulunkulu yaqokisa ibutho lakhe haleluya luhlobo bani lwezikhali esizisebenzisayo umoya wenkemba ilizwi likaNkulunkulu amen Ilizwi likaNkulunkulu libukhali kulenkemba esikanqazombili amaHeberu 4 yahlaba lize lehlukanise ithambo loba umkantsho wethambo lokuba kumdaluli wemicabango enqondo ilizwi likaNkulunkulu ukukholwa ilizwi lakhe futhi yiyo indlela uNkulunkulu ahlomisa ngayo yikho lokho akunikeza uEva ukuthi azihlome ngakho futhi wase sephula isikhali sakhe wakwenza njani ngokuvula inqondo zakhe ekuzindleni wena awuzindli ngelizwi likaNkulunkulu Kalila zindlo wena kulilizwi likaNkulunkulu nje akula kuthandabuza mayelana ngakho akula kuthandabuza ngalo kulilizwi likaNkulunkulu lokho kuqeda indaba lokho sekutholile lokho kuyayiqeda kokuphela bona engutshoyo sithanda kulilizwi likaNkulunkulu uNkulunkulu wakuthembisa uNkulunkulu watho njalo bathi kuAbraham ukwazi njani ukuthi uzakuba lomntwana lo uNkulunkulu watho njalo lokho kwayiqeda indaba awu kungani ungelakho angazi ukuba ngizamthola nini kodwa ngizamthola uNkulunkulu watho njalo lokho akungimisi ngitsho la kancane yena wabo kungani ungabuyeli emuva ekhaya lakho lapho vela khona kumele ngibe yisihlambi lomfokazi kuleli lizwe amen uNkulunkulu wanikeza isithembiso uNkulunkulu uzakupha umntwana khona kule ndawo lapha yena angithuma khona haleluya uNkulunkulu uzakusilisa khona kulo umumo kamoya ongcwele lapho yena akuthume khona uNkulunkulu uzakunika ukholwe khona nje amen vula lawo machimini omphefumulo lomzimba lemizwa nonembeza futhi nje uchiye elizwe likaNkulunkulu lingene uqala thatha ingqondo leyo nanso ke inkundla yempi hathi uthi awu nxa ngingakuzwa nxa ngingezwa inkazimulo kaNkulunkulu isehla o lokhu kakulani lakho ngitsho ulutho vula ingqondo yakho iyo inkundla yempi yikho lapho impi ehlelwa khona phakathi lapha emzileni waphambili ingqondo yakho ivule futhi uthi konke ukuthandabuza ngiyathandabuza ukuthandabuza kwami amen ngiyathandabuza ukuthandabuza kwami kathesi ngiyakholwa ilizwi likaNkulunkulu nanko ngisiza Satan enye into iza kuthatha indawo sibili iza kwenzakala yebo numzana yena uyagcoba inceku zakhe ngomoya wakhe yena uyathumela zona ingilosi abantu bakwenza inhlekisa lokho kwezinye isikhathi ingilosi make ngivule kwenye into lapha nje kanye nani okomzuzu nje asivuleni kumaHebheru okomzuzu nje amaHebheru isahluko 4 isahluko 4 futhi asi ngitsho isahluko 1 amaHebheru futhi sivuleni kundima 14 azisibo yini zonke omoya abasebenzayo abathunywe bevele abathunyelwe ukukhonza ngenxa yabo abaza kudla ilifa losindiso Yiphi enye yezingilosi athi yena hlala wena ngase sandleni sami sokudla zonke ingilosi zikaNkulunkulu Manje lapha iBhayibheli yaphenduka libuye khona futhi listele lapha ukuthi uNkulunkulu uyathumela ingilosi dumo zikuyini imimoya ekhonzayo dumo Imoya ekhonzayo ithulwe ngapha ivela ebukhoneni bukaNkulunkulu ukuthi yenzeni ukukhonza ilizwi lakhe Amen akumelanga zithumayele isayensi yenkolo yeqembu lenhlanganiso yesonto kodwa ukukhonza ilizwi lakhe yikho lokho imoya ekhonzayo ethunyiweyo Sazi njani iyo ipayipi lacho lokho ilizwi lenkosi labuya kuba profeti kuyikho lokho na lezi ingilozi zikhonza ilizwi lakhe ngomoya wakhe zikhonza ilizwi ngomoya ongcwele futhi umoya lelizwi kwabuya kuba profeti futhi abaprofeti babe lelizwi likaNkulunkulu yiso isizathu babe senza izimangaliso abazenzayo kwakungayisuye umuntu kwakungumoya kaNkulunkulu phakathi emuntwini umoya kaKristu phakathi emuntwini ngoba ilizwi likaNkulunkulu uyini ayekwenzile wageza yonke indlela uNkulunkulu wayemkhethile futhi yena wayegcothwe ngomoya ongcwele futhi kwakungayisuye yena akazange enze ulutho waze walubona embonweni Elijah wathi entabeni iKhameli konke lokho ngikwenze ngokulaya kwakho manje Nkosi bakwaziwe ukuthi wena uNkulunkulu oh udumo kuNkulunkulu sengike ngakubona isikhathi esiningi lapho ubona umoya kaNkulunkulu uthaya indawo futhi leyo ndawo ngene phansi kocubo nqa leli qembu elincinyane phakathi lapha lokho kusa nje ukuthatha nje ingqondo leyi lapha ukhuphe konke ukuthandabuza phandle kwendlela ngabe usathandabuzelani futhi lapho ubona abafileyo abafileyo bevuswa iziquge zihamba iziphofu zibona izaxuthe zisizwa ingilozi yenkosi lomfanekiso wakhe ulengile lapha emdulini wenze isayensi yathideka yonke indawo kuyina kwenzayo yena hlala lelizwi amen liyaquma wonke udeveli yena liyakwenza Kuyini imimoya ekhonzayo ethunywe ivela ebukhoneni bukaNkulunkulu ukuzocuba abakhulumi belizwi labo abahlala lelizwi futhi yena uyaqinisa ilizwi kanye lezibonakaliso zilandela kuletha uJesu ongofanayo izulu lamuhla laninini nango yena lapho singathandabuza kanjani lapho yena eyikho konke ngokwesayensi ngokubambekayo ngokukamoya yonke indlela okungafakazwa ngayo yena uyafakazwa lapha Yini ndaba ngisengqondweni zethu uyavula ingqondo zethu kule nto uthi awu manje angazi kumbe kungaba njalo kumbe hatch mhlawumbe ngingezwa ngcono kusasa oh lokho akulanto eyodwa yokwenza lakho njengoba ngihlala ngisitsho uAbraham wayengabe ethe kuSarah wayesedlulile isikhathi sokuba ngowesifazane yazi engutshoyo isikhathi sempilo izinsuku zakhe ezingamachumi amabili lasifica mina empili bona wayesengamachumi ayisithupha lanhlanu iminyaka yobudala mhlawumbe waye esedlulile okwejumi lanhlanu amachumi amabili eminyaka futhi wathi kuye mhlawumbe izinsuku ezilutshwane ezilandelayo wathi uzwa okwahlukileyo sithandwa ngitsho lo mahluko omncane lokho kakulani okukodwa kokwenza lakho siyaqhubeka sisiya phambili kungenani awu manje nxa ungaqala emuva njengowesifazana omncane njalo siyakwazi ngakulelo gazi lempilo yebo ke ngakho siyathola khonapho ukuthi kuza kuqela umntwana futhi yonke into izalunga manje uzwa umahluko namhlanje kokuyinyanga lokhe yena wangithembisa uzwa kulo mahluko nasithandwa ngitsho la kancane Abraham akula ngitsho isibonakaliso akula ngilokhe nje nginjalo njengalokho benginjalo okweminyaka emlithwana edluleyo akula ngitsho lo mahluko omncane Dumo kuNkulunkulu siza kuba lakho kungenani utsho ukuthi uAbraham phezulu khanye nxa yena wakuthembisa ngiqiniso yena kuza sipha isibonakaliso ngalindlela sibili yena uza sipha isibonakaliso haleluya isizukulwane esibuthakathaka lesihlebayo sidinga izibonakaliso lokho yikho yena waye lesibonakaliso kwakuyini ilizwi likaNkulunkulu leso yiso okwakuyisibonakaliso Oh uNkulunkulu angasilisa njani umntwana ilizwi likaNkulunkulu lacho njalo nxa ngingezwa amadlabuzane kumbe kungelama amadlabuzane nxa ngingenani lokwenzakalayo uNkulunkulu wathi njalo lokho qeda indaba uAbraham wathi thatha amabonnet akho futhi la yonke into ndawonye esiphuma sisiya elizweni uyangapha angikwazi amen kodwa siyahamba kungenani nanko sihamba akishile konke lokuhamba haleluya Lelo yilo ilizwi likaNkulunkulu eliqotho. Kuyini okwakubambile phambi kwakhe? Thembiso sikaNkulunkulu, ilizwi likaNkulunkulu liza kuba laye. Phuma phakathi kwabantu bakho Abraham, bayiyo into ekhona, ikuthi bangabathandabuzi futhi abangakholwayo, baza kufaka enkingeni efanayo. Phuma phandle, sehlukanise futhi uphilele mina. Kuyini? Chiya lonke unembeza lwakho, lemizwa ngemuva kwakho, njengalokho vula ingqondo yakho futhi ukhumbule yimi, buya uphile kanye lami. Amen. UNkulunkulu ubiza imbewu yonke kaAbraham, lokho kusa. kulohlobo lokuphila olufanayo impi enkulu isiqalile kathesi umhlaba wonke uNkulunkulu ufuna abantwana bakhe beze ehlukanise kukuphi ukubona ukunambitha ukuthinta ukunuka ukuzwa imicabango unembeza imkhumbulo izindlo ukufisa lonke into vula ingqondo zayo futhi uvumele ilizwi lingene phakathi futhi imathe kanye lelizwi lelo lisotha leqiniso yiyo indlela inkanyezi ezimi ngayo Hlelo lwelanga alutintshanga izodiyakhi kanyezi yokusa iyaphakama khona endaweni yayo yomsebenzi konke ukusa khona kanye njengendlela eyenza ngayo nje lapho umhlaba udala inkanyezi yantambama ithatha indawo yayo yonke inkanyezi ixuku elincane lenkanyezi futhi khona esikhathini sesigaba sesikhathi ikhona kanye nje lapho efanele ibe khona inkanyezi yasenyakatho iyazimela ihlaliseke futhi ayihambe hambi haleluya into yonke iyabhoda inkanyezi yenyakatho zonke ezinye zazo ngoba yona ikhona phakathi komhlaba lo nguKristu amen yena uma lapho alaye ibutho lakhe njengokapteni omkhulu njengomosi entabeni lezandla zakhe ziphezulu futhi uIsrayeli wayesiliswa bequma indlela yabo ngalapho futhi yena wama lezandla zakhe ziphezulu yena wama lezandla zakhe ziphezulu kwaze kwatshona ilanga kwakufanele babambe izandla zakhe ziphezulu lo kwakunguMose yena wayengumfanekiso kaKristu ukuba leqiniso ukuthi izandla zakhe zahlala ziphezulu izandla zakhe zabethelwe isiphambanweni haleluya futhi yena wakhwela imithangala yenkazimulo lamuhla kanye lezambatho zakhe ezilegazi phambi kaNkulunkulu ngakwesokunene sobukhulu bakhe lapho kuthi impi kulo lonke isotsha iyaphendla indlela yakhe angilandaba kuyini okuthatha indawo nge ilizwi likaNkulunkulu yena uza ziquma ekukhululekeni amen njengenkukhu iseqandeni aluba isesaba ukucacada aluba isesaba ukucacada iqanda aluba inkukhu encinyane phakathi kweqanda inyoni encane yayisesaba ukuthaya ikhasi leqanda aluba eyabe ezwe umsindo phandle uthi ungathayi lelo khasi ungazilimazi kodwa imvelo ngokwayo phakathi enyonini iyatshela cacada thaya isikhala phakathi kwakho yeka zonke izinhlanganiso ezindala zithi insuku zezimangaliso sezedlula uzazilimaza uzangena ekuhlanyeni cacada ikhasi ngamandla wonke owakwanisayo haleluya sathane hamba khatshana sengiphuma lapha yikho lokho angisahlali lapha futhi angiyikuhlala lapha futhi angikho lapha endaweni endala kadeveli sengithaya indlela yami ngiphume lokho kusa amen ngiyinqunqulu amen haleluya kodwa leyo ngqunqulu encane endala leyo ntamo esasando esilamandla ngemuva le thokola ikhasi lelo kungenani ukuthi ikhasi laliqine njani iyalithokola kunjalo into yakuqala uyazi khona ke uyabhakuza impiko zakhe kancane yena kwakumlungele thokola indlela yakho uphume lokho yikho ukwenza njani khalima ngo icho kanje inkosi icho kanje inkosi icho kanje inkosi ekucineni uyaqala ukunuka umoya omutsha icho kanje inkosi usukuphele ikhanda lakho phandle icho kanje inkosi fuqa kakhulu kathesi usuphuma phandle yena akabuyeni emuva ekhasini njalo amen yena sekhululekile Oh mina bo gelo lizwi lingavele lihlale phansi ngayo yonke imizwa labo nembeza futhi lezinto ukuthi lihlale phansi lapha futhi leyo ngqondo iyavukela futhi ilivumele Oh Nkulunkulu ngoba lesihawu akula ngitsho ulutho lokususa ebugqilini njalo ukhululekile yena lo indodana esimenze wakhululeka usephandle kwekhasi inhlanganiso yesonto yakho ayingeke ikuphendukise udevil angeke enze enye into futhi kuwe yena engahwapha futhi akukho nkuthi njalo nje kodwa usegwaqeni omkhulu ugijima ngesiqubu esikhulu Oh mina bo ugijima phezu komgwaqo omkhulu wenkosi isotsha elicotshiweyo lesiphambano futhi kuyikho konke lina nqulu kanye lokhulu limemezela uJesu ukukhanya komhlaba gijima ngomgwaqo omkhulu wenkosi sibili yebo nomzana le mimoya ekhonza ethiwe ivela ebukholeni bukaNkulunkulu ukuba izikhonzi ukukhonza ini ilizwi lakhe hathi isayensi yezinkulu kodwa ilizwi likaNkulunkulu bayimimoya ekhonzayo ethiwe ivela kuNkulunkulu ukukhonza imimoya ekhonzayo oh futhi khumbula nxa kukhonzwa enye into ngaphandle kwelizwi akuvelanga kuNkulunkulu ngoba ilizwi lakho lihlezi liqinisiwe isikhathi sonke ezulwini isikhathi sonke ezulwini ilizwi la uNkulunkulu uyalikhangela lona futhi yena akasoze athumele umoya ukukhonza enye into ngaphandle kwelizwi. Yena akasoze athumele umoya ole nkalakatha zabakhulu ODTT PhD le kola yakhe yaphendulelwa yakhangela emuva yonke into kanjalo uthi yebo sibili insuku zezimangaliso sezadlula. Siyakwazi sonke lokho. Hatshi hatshi lokho aku belanga kuNkulunkulu. Ubhikisana lelizwi. Amen. Yena uthuma labo abakhonza umoya welizwi. Amen. Oh, bengi mhlawumbe ezine kumbe ezinhlanu ezinye izinto kodwa ngiza kuyekela kwedlule ngalesi isikhathi. Siza kuthatha ngesonto elandelayo. Konke kuhle. USathane lamadimoni akhe bacotshiwe. Nxa limimoya yezingilosi icotshiwe ukulethela ilizwi, ukulibangela ukuthi ligolo ilizwi. Manje ungabona lapho owake wezwa khona umprofeti, umprofeti uqobo kaNkulunkulu esala ilizwi likaNkulunkulu. Hhayi umzana, kuyini okwayenzakalayo lapho izinhlanganiso zosuku lwabo zaphakama futhi zathi kathesi usuphambukile. Yena wazimela ngokwakhe futhi wama yedwa. Yena wathi kulungile. Khangela uMikhaya phansi le lolo suku lowo mgiqiki ongcwele omncane, bona indodana kaImla. Kwaku labacotshiweyo abangamakhulu amane ababecathangelwa njalo. Abaprofeti abacotshiweyo bemile phezu lapho, bonke bondliwe kahle futhi balungiswa, futhi lamakhulu kakhulu amadigri futhi izifundi ezilemfundo ephakemeyo. Lelolo ngileyo zathi yenyuka Nkosi yethu ethembekileyo, iNkosi ibe lawo lingelethu. UJoshua wasinika lona. Ngakho-ke yenyukani futhi lilithathe, lokho yikho kanye. Yenyukani futhi lilithathe. Kuyini wathi awu uJoshua? Uyazi uJehoshafat wathi akula omunye oyedwa kwenye indawo? Yebo, babenamakhulu amane. Kungani lingakholwa amakhulu amane? Yena wathi kodwa sibili, ulaye omunye oyedwa kwenye indawo? Wathi ngingi, yebo silaye oyedwa. Ukhona omunye oyedwa kodwa? Oh, ngiyamzonda yena. Ah, bona lapho lapho hiyo indoda engingathanda ukuyilalela. Bona wathi mletheni yena, asiboneni ukuthi uza kuthini. Futhi ke bahamba futhi bamtshela bathi kathesi lalela wena, beka intshumayezo yakho kakuhle kulokhu kusa, woba uyakutshumayeza iNkosi, uyakutshumayela kuyo yonke inhlangano yabatshumayeli. Baka zibani lo zibani, uyabo wePalestine, yonke inhlangano yabatshumayeli. Manje wena khumbula nanku lokhu abakutshona, lawe utsho into efanayo, ukholwe into efanayo. Lokhu okuncinyane yena yena wayelendoda engayisiyo lapho. Lindoda yasisukile ekuzindleni kwayo okudala. Yena wayesegezile amachimini, bona unembeza wakhe. Awu ngani, uyakwazi lokho abaza kwenza nxa ungatsho into efanayo? Ngicabanga baza kwenza umkhulu wesigaba, mhlawumbe baza kwenza baza kwenza umbonisi wabaphathi omkhulu wesigaba salapho. Nxa ungavumelana labo nje, lo kwakungayisuye umuntu kaNkulunkulu weqiniso. Ngani amachimini akhe ayehlanziwe, unembeza wakhe wonke futhi yonke into isikhuthiwe. Ingqondo yakhe yayivulekile elizwini likaNkulunkulu, futhi ilizwi likaNkulunkulu kuphela wayelikhola. Leyo yimimoya ekhonzayo, lo ngumoya okhonzayo. Yena wathi angikwazi okokutsho kathesi, kodwa ngiza kulitshela le into eyodwa. Ngiza kutsho kuphela lokhu uNkulunkulu angitshela ukuthi ngikutsho. Ngakho balindela lobo busuku. Yena waba lo mbono ubuso okulandelayo. Ngiyacabanga uMikhaya ekhangele imbhalo futhi ethi, manje kasiboneni kathesi lowo mbono wenza. Manje wonke lawo madoda kukhona okuphambukileyo lapho kwenye indawo, ngoba kuyaphikisana lalokhu abakutshoyo. Awu, khona kwathini? Bone lokhu u-Elija akutshoyo emuva lapho, uprofeti, ngoba yakwazi yena wayengumprofeti. Bona lokhu ilizwi lenkosi labuya ku-Elija. Yebo, futhi lathini? Futhi izinja zizakhotha igazi lakho Jezebeli, izinja zizamudla, futhi ngenxaka abo olungileyo uNabhothi olungileyo. Yena wathi-ke lapho ebona lokhu, wabona ukuthi umbono wakhe wawuqondile nje kanye lelizwi likaNkulunkulu. Ngakho-ke lo abo omdala wase kusiza kuye, waphuma weza lapho wathi, hamba nini, kodwa ngibonile u-Israyeli. Boni, yena wayengelanhloni ukukhuluma umbono wakhe leso sikhathi, ngoba kwakulilizwi lenkosi. Wazi wayengathatha into leyo ngokupheleleyo nje. Kuyini? Yena wayevule inhliziyo yakhe, ingqondo yakhe elizwini likaNkulunkulu, futhi ilizwi likaNkulunkulu lalembuliwe emuva. Ngakho-ke wazi ukuthi kwakulilizwi likaNkulunkulu ngokupheleleyo. Manje wena uthi, oh, nxa ngingaba nje kuMikhaya, wena ungaba nguye, wena unguye, wena unguye lawe sithandwa. Wena unguMikhaya umprofeti. Kuyini ongakwenza? Vula ingqondo yakho. Kuyini engizama ukukutshela khona lokhu kusa ilizwi lenkosi bona vula ingqondo yakho uthi kathesi uyakwazi ngiyakholwa ngingasiliswa awu kuyini pho ke kuyilizwi lenkosi na sibili kulilizwi lenkosi futhi le ndoda lapha ithi insuku zezimanga sezadlula wena awungeke wenze lokho futhi wena khohla mayelana ngakho beka uNkulunkulu kuqala nanto lisiza ilizwi lenkosi futhi walikhuluma futhi laba njalo manje kuyini Satan akwenzayo Satan waba labanye becotshiwe manje uSatan uyagcoba izisebenzi zakhe oh sibili sibili yena uyagcoba izisebenzi zakhe kuyini abagcoba ngakho ngokungakholwa uSathane lamademoni akhe bagcoba abantu ukungakholwa ilizwi likaNkulunkulu manje nxa ufuna ukuqinisa lokho uvule kuGenesis 3:4 asivule emuva nje lapho futhi silalele kulokho okomzuzu nje futhi sibone uba lokho kungayisilo iqinga lakhe lakuqala yiyo into yokuqala ayenzayo yena akachiyi amaqinga akhe afanayo yena uyakwenza isikhathi sonke manje bona nje ukuthi yikho okuyikho lokho manje kazange aphikisane lelizwi yena wabangela nje ukulixaza ngokungayisikho lona kancane uyazi sengathi uliyenza nje lizwakale ngendlela ayefuna ukuthi lizwakale ngayo ungathathi ilizwi lonke manje uGenesis ngilakho la Genesis 3:4 asibone uba kuyikho lokho akuchiwoyo kathesi kulungile futhi inyoka yathi kowesifazana Kaliku fasibili. Bon, indlela akucaphuna ngayo khona siyakholwa insuku zezimangaliso sezadlula asikholwa ukuba kulento enjalo njengabantu besamkela umoya ongcwele njengalokhu abakwenzayo ePentecost loba yipi indlela babhaptizwe ngayo akwenzi ngitsho lo mahluko bona uDevil bona amaqinga akhe awu nxa udokotela wakutshela ukuthi awungeke usile lokho kwanele manje ayisikho ukuyeyisa ukungakholwa udokotela dokotela usebenza emzileni wezisayensi futhi udokotela usenze yonke into angayenza ukuphilisa impilo yomuntu futhi ingeke iphiliswe ngoba akula enye into yena ayaziyo ukuyenza yena usekucineni ngokuhlakanipha kwakhe indoda ithembekile kodwa manje silahla solwazi silungile kodwa lapho ungafika lapho esiphelela khona ngakho yehla ukhwele isihlahla sokuphila futhi uqubeke nje uhamba amen yikho lokho yasebenza kangako yebo manje kuyini okwenza uSathane amaqinga akhe kathesi kuyini akuthoyo lapho manje khangela i-1 futhi le ndima 2 manje mangi ngibale indima 1 lapha kusiya ku-3 manje inyoka yayilobuqili kakhulu kwedlula zonke izilo zeganga lezo inkosi uNkulunkulu ayezenzile futhi yasisithi kowesifazane yebo uNkulunkulu uthilo yini kumele lingadli sonke isihlahla sesivandeni lilalele kuye kathesi ukuthi yena nje wayesesiba mubi njani futhi yena uliphambukisa njani ilizwi leli bona yena kuyini azama ukukwenza ukungena engqondweni yakhe bona yena ukhuluma laye emva kokubana ilizwi selibiyelwe lapho manje ungavumeli uSathane ebiyela ulutho bona wena gcina ilizwi likaNkulunkulu libiyelwe enhlizeni yakho bona wena yenze okufanayo manje khangelani lina bomikhaya owesifazana wathi enyokeni ndingadla okwesithelo sezihlahla esivandeni kodwa okwesithelo sesihlahla esiphakathi bona kwesivandi uNkulunkulu wathi aliyikudla kuso njalo aliyikusithinta ukuba lingafi bona manje yilo ilizwi uyalicaphuna lona elibuyisela kuye manje khangela futhi inyoka yathi kwesifazane kaliyikufa lokufa bona iqinga lakhe bona kuyini azama ukukwenza lo muntu kwakuqala yena uzama ukugcoba lo wesifazana oligugu lapho indodakazi kaNkulunkulu kanye lokungakhulwa elizwini kaNkulunkulu yikho kanye azama ukumenza ukuthi akwenze yikho lokhu azama ukukuthola ukuthi ukwenze sithando yikho lokhu azama ukuthola omunye lamunye wena ukuthi akwenze phandle le ukuligcoba futhi into kuphela okufanele uyenze kathesi wena ule nkululeko yokuzikhethela manje ungakwamukela khona nxa wena ufuna ukukwamukela kodwa ukhahlelele phandle nxa uEva engazange wema leso sikhatshana ukulalela ungameli lutho ungami lapho Elijah etshela uGehazi wathi thatha intonga yami hamba uyayibeka emntwaneni ofileyo futhi loba nguphi umuntu ongakhuluma kuwe ungamphenduli loba ngubani ozama ukukumisa ubeka nje uhamba khangela owesifazane lapho ebiza isisebenzi sakhe yena wathi Bopa imbongolo futhi uqhubekele phambili futhi wena ungaqali ukuma ngize ngikutshele yikho lokho lapho usithole umbiko qhubeka uhamba amen uthi angisenelisi ukuhamba njalo hathi sengiphela amandla qhubeka nje uhamba ungami ubeka yonke into eceleni qhubeka nje uquma uphuma mfowethu ulayo inkemba esandleni sakho qhubeka nje ugamula ngakhamba okudlalelwa khona inguqu kwesinye isikhathi futhi ngangisiyajumayela futhi ngama emnyango futhi ngakhangela phezulu le kwakusithi ngayisibo bukhulu benja ekulweni ngibukhulu bokulwa enjeni ngakho yikho okunqoba impi bona wena uthi awu khangela konke amabandla amakhulu alwisana lalokho angilandaba lokuthi makhulu okunganani kuyikulwa okuphakathi kwenja yikho lokho okubalwayo kulukholo phakathi emuntwini ngamunye nxa uligwala buyela emuva egodini lokukhudumala kwakho kodwa mfowethu nxa ulisotsha mana lapho kule mpi ekhona okuhle lokubi kuyabindana asilweni njengopeter Cartwright waya edolobheni wathi inkosi ingitshelile ukuthi ngize lapha futhi ngibe le mvuselelo yena waqatsha indawo yokugcina izinto endala wangena phakathi lapho futhi waqala ukuyithanyela futhi lowo mkhahlamezi omkhulu wasedolobheni lo mbhobho omncane ulenge eceleni kwakhe kwahamba phansi wathola iminyango abanye babo bathi le ndoda yenzani phansi lapho kwathi ngumthumayeli yena iza kuba lo mhlangano yena watsho awu yena wathi ngicabanga nje ngiza kwehla phansi futhi ngimphosele phandle esitaladeni futhi ngimxothe asuke lapho yikho kuphela asifuni mihlangano khona lapho endaweni yethu ngakho wehla phansi esiya lapho kwakhahlela umnyango kodlakela futhi uPeter Cartwright wayegqoke ijazi lakhe liyazi futhi waye gezisa amafastela lemiduli phansi indoda elomzimba omncane uyazi umthumayeli omdala wamhleka uyazi ngokudla inkukhu ngezandla zakhe okumayelana lo mkhuba wokudla walamhlanje uyazi ngakho wayegezisa nje amafastela futhi elungisa khonapho umkhahlamezi omkhulu weza lapho wadonsela ijazi lakhe emuva umbhobho omncane ulengile eceleni kwakhe wathi kuyini okwenzayo wena oh yena wathi ngigezisa amafastela futhi nje waqhubeka egezisa amafastela uyazi yena wayele njongo eyodwa uNkulunkulu wayemtshela ukuthi abambe imvuselelo egezisa amafastela eqhubeka yena wathi asivumele imvuselelo khona lapha yena wathi oh kodwa inkosi yangitshela ukubamba limvuselelo bona yena waqhubekela phambili khona emsebenzini wakhe bona oh yena wathi lento eyodwa wena okufanele uyizwisise yena wathi yabusa leli idolobho lapha yena wathi oh uyabusa futhi nje waqhubeka egezisa amafastela uyazi yena wathi phambi kokuba le mvuselelo kufanele ungehlule kuqala yena wathi oh ngikwenze kuhle ngiza kwenza njalo okwamanje yena wakhupha ijazi lakhe wasesiya lapho futhi wambamba ngekhola futhi wasemtshayelela phansi esibuyeni futhi wameqela phezu kwakhe wathi kumele ngilwe uba kufanele ngibuse ngezelela isibindi sami inkosi wamtshaya ngamandla wathi usuzwile yini yena wathi yebo yena waphakama futhi waqawula isandla sakhe yena wasindiswa lobo busuku phakathi ebandleni nanko ke boni kuyikuthatha ilizwi likaNkulunkulu futhi uqume indlela yakho uphume kukho konke ukuthandabuza kubone sibili yikho lokho yiwo umsebenzi olandelayo asiwenzeni kulungile into elandelayo engimele ngiqumele phansi yiwo umsebenzi wami olandelayo yikukhupha konke ukudideka kwami khajana nxa imizwa yami ingitshela awu wena uzwa kubi into elandelayo yokwenza yikuqumela kude leyo nto lokho yikho wena uthi awu wena bangitshela ukuthi wena uyakwazi unembeza wami uyangitshela mfowethu Branham ukuthi ngi awu kungangcono uqubele kude leyo nto wena awuyikufika ndawo ukwedlula lokho yenza nje umsebenzi wakho olandelayo khupha ijazi lakho futhi ubhekane lakho qhubeka nje uhamba injongo eyodwa ngizanqoba amen angeke nginqotshwe ngizanqoba amen usathane uyagcoba bona yini iqinga lakhe lokuqala yiphi indawo yakhe yokuqala yokufika kiyo ingqondo yena wama okwesikhatshana ukulalela kulokho yena ayekutsho oh wena awutsho njalo yikho lapho abaningi besifazane abancane esiyenze khona iphutha lakhe labesilisa abancane abaningi esiyenze iphutha lakhe kunjalo wama okwesikhatshana wama nje okwesikhatshana kukangaki izikhathi eziningi ngibona indaba zokwalana futhi lezinto zisiza kulokho awu ngiyakutshela mfowethu Branham yena wachaya ukhwelo nje tswi uyazi futhi ngase ngisima futhi iqiniso benginga zange ngizimisele
nanko ke
oh yena bengihlezi etafuleni ngikhangelane laye yena yena wayelamehlo amahle kakhulu bona kubone yikho lokho
devil wenza into efanayo
oh udokotela ungitshelile ukuthi angisoze ngisile ngakho nanko ke into efanayo bona impi enkulukazi leyo eseyake yaliwa awu bayangitshela mina bone usibando sibani besithi ukuba balomoya ongcwele yebo wena ukhangele komunye nje umzenziso mdala kanjani ke ngalabo ababelawo sibili aha yebo udevil uza kukhombela komunye umjibila wewabayi elidala kodwa kayi kukutshengisa ijuba leqiniso aha kunjalo yena kayi kukutshengisa lokho futhi yena uzagcina lokho kumphumputhekisiwe kuwe oyena uyisili futhi khumbula kodwa umkhulu ngowethu umkhulu yena lo ophakathi kuwe kulaye yena osemhlabeni kodwa bambelela elizwini kaNkulunkulu likholwe lona lina bo-captain bebutho lapho bamba inqaba yakho yempi mfowethu kunjalo bamba indawo yomsebenzi wakho ngakho nganginde nkazana encinyane lapho kwesinye isikhathi inina lingabe lihlezi lapha kathesi ibizo lakhe kwakunguNelly Sanders esinye sezikhathi zakuqala engake ngabona udevil ixotshwa sasihlala kathesi nxa ngingenelisa nje ukuthola indawo futhi ngibe mhlawumbe amabhloku phose amathathu phezulu lapho ngale kwamangcwaba futhi ngangisanda kuba ngumthumayeli nje futhi ngangithumayela khona lapho kuleli khona lapha emhlanganweni wetende futhi leyo nkazana encane wayengelinye lamagabazi okudansa waya esikolo saphezulu lapho futhi yena lo Lihoni futhi laba nengi benu lapha edolobheni yamazi uLihoni phansi lapha umnini wendlu yemidlalo futhi nge babe yena lo Lihoni babe ngamagabazi omdanso abakhona lapha elizweni yena ungumkatolika ngokwakhe loba inkolo yayingatsho lutho kubo ngakho ke uNeli futhi labo ngakho yena wayengumdansi omkhulu njalo laye owesilisa wayenguye futhi babe lo mdanso lo ulapha obizwa ngokuthi Black Bottom futhi le jitterbugs futhi lazo zonke lezo izinto futhi yena wayeyi labo bobabili babe ngamagabazi elizweni ngolunye usuku wawela phakathi la ubunye ubusuku emhlanganweni lapho wawela phansi elathini uNeli omncinyane kayibusiswe inhliziyo yakhe yena walala lapho elathini yena waphakamisela phezulu ikhanda lakhe futhi wasekhala futhi inyembezi zigijima zisehla ezihlathini zakhe wathi bhili wayengazi mina yena wathi ngifuna ukusindiswa kabuhlungu futhi mina ngathi Neli wena ungasindiswa uJesu wavele wakusindisa wena nkazana kumele ukwamukele khona kathesi phezu kwesisekelo zelizwi lakhe futhi yena wahlala khona futhi wakhala futhi wakhuleka futhi watshela uNkulunkulu ngasoze aphinde alalele izinto zomhlaba njalo khona lapho nje ukuthula okuhle okumnandi kwabuya phezu komphefumulo wakhe waphakama khona lapho ememeza futhi edumisa uNkulunkulu esipha uNkulunkulu inkazimulo futhi phose inyanga eziyisithupha kumbe eziyisificamunwembili emva kwalokho wayesize esehla ngoSpring Street obunye ubusuku manje inkazana encane nje yena wayesesebu tangeni bakhe phose iminyaka elithumi lasificamunwembili ubudala futhi wabuya kimi futhi wathi uHope lo kwakungumkami lo osowedlulayo yena wathi ngiyafisa ngabe ngikhangeleka njengoHope lo Irene yena wathi uyazi abazange bengene emhlabeni wathi umhlaba uyakubeka uphawu wathi ngikhangeleka ngima akaqaka wathi manje ngengayekela ukuzicombacumba futhi lezi zinto kodwa ngikhangeleka ngimaxakaqaka isimilo sami ebusweni bami yena wathi ngikhangeleka ngimaxakaqaka yena wathi bakhangeleka bemsulwa futhi belobubele wathi ngiyafisa aluba ngangingazange ngikwenze lokho mina ngathi Neli igazi lika Jesu Kristu liyahlanza kuzo zonke izono sithandwa qobeka uhamba kukhulu Wayne Bledsoe abaningi bendi yamazi la umngani wami othandekayo futhi iminyaka leminyaka yena waye isinathi futhi yena wabuya lapha kanye lomne wethu Edward futhi wadakwa phansi lapha ezitaladini futhi ngasengimphakamisa ngamthatha ngoba amapolisa ayezamthatha futhi ngasengimletha phezulu lapha futhi ngangingumthumayeli futhi ngihlala phezulu lapha komama lobaba kusekude lokuba ngithathe futhi ngamthatha ngambeka embedeni phakathi lapho ngilala ngangilala embedeni ophethwayo kwakule xuku elikhulu labo Branham uyazi abalithumbethu futhi ke sasilama kamelo amane futhi ke sasisengeza babe babili kancane ngakho ke ngangilombhede omdala ophethwayo engangilala ku ngase ngiwudonsa nje lokho futhi ngabeka uWayne embedeni kanye lami edakiwe
ngenza okokumthwala endlini lokumlalisa phansi futhi ngangilele lapho ngathi Wayne awula mahloni ngalokho oyikho unje futhi wathi Bill ungakhulumi kimi kanjalo futhi ngabeka isandla sami phezulu ngathi ngiza kukhulekela Wayne uNkulunkulu akubusise futhi bese ngisindisiwe phose o ngiyacabanga phose umnyaka futhi njalo ke ngasikhathi sinye itekisi yachayelela isivalo phandle futhi omunye umuntu eqoqoda okuzwayo sibili mfowethu Bill mfowethu Bill ngacabanga mina bo bantu bo kulo muntu omele abe esifa ngeqa phezu emnyango ngathatha into yami endala lapho jikela lapho izembatho zami zokulala nje ngalokho futhi ngambozi Wayne ngagijimela emnyango kwakuzwakala njengowesifazane ngavula umnyango futhi lowo nkazana omncane emile emnyango yena wathi oh ngingangena phakathi na ngathi ngena phakathi futhi ngalumathisa izibani futhi ngathesi wayekhala nje kanjalo futhi wathi oh mfowethu Bill angisekho angisekho mina ngathi yini uhlupho neli ulokhu uchaywa inhliziyo yena wathi hachi yena wathi mfowethu Bill bengisiza phansi ngospring wathi yena qiniso mfowethu Bill qiniso mfowethu Bill angizange ngatsho ukwenza okubi angizange ngatsho ukwenza okubi mina ngathi yini uhlupho ngacabanga kuyini engiza kwenza ngaye kathesi angizange ngibe kwazi okokwenza mina ngilijaha nje futhi nga wathi oh mfowethu Bill wathi mina sengivele sengiyisicucu mina ngathi manje thula sisi ntshela mayelana ngakho futhi yena wathi awu yena wathi bengisehla ngestarada futhi ihall ka Redman futhi babejwayele ukuba lemidanso yangomgqibelo ebusuku lapho futhi yena wathi ngangile zinto lezo ebengisiya endlini ukuyazenzela isiqhoko futhi yena wathi yezwa leyo music futhi yena wathi uyazi wathi ngama nje okomzuzu futhi wathi kwaqhubeka kusiba mnandi ngakho ngacabanga uyazi akuyi kungona nga ngingama khona lapha yikho lapha enza khona iphutha lakhe wema okwesikhatshana yena walalela nje wathi awu sengiyacabanga wathi oh nkosi uyakwazi ngiyakuthanda kungenani wathi uyakwazi ngiyakuthanda nkosi kodwa sibili ngiyakhumbula isikhathi lapho uli futhi lami sijwayele ukuwina zonke inkezo futhi lokunjalo wathi mina bo ngiyakhumbula lo music omdala wawujwayele ukungikhanga hathi kathesi wena nje ucabanga ukuthi awusakwenzi khona vele usuku bambile khona lapho ngikokanye avele ekufuna khona lapho ubona bangaka abake bamazi uNelly Sanders awu ngicabanga inengilenyi lonke yebo sibili ngakho babe wathi yena wathi awu uyazi ukuthini wathi mhlawumbe nqa ngingakhwela istepisi lapho wathi mhlawumbe ngingafakazela abanye babo oh bona ukhona kanye enkundleni kaDevil hlala phandle kwayo qwaya konke ukubonakala kokubi kodwa wenyuka phezu kwama-steps futhi wema lapho imizuzu emlutshwane futhi into yokuqala uyazi yena wayesesengalweni zomfana khona esibuyeni wayeseqaqabuka futhi wayemile lapho ekhala futhi equbeka wathi oh sengilahlekile kathesi kokuphela ngicabanga awu angazi kakhulu mayelana leBhayibheli kodwa ngiyakholwa uJesu wathi lokhu ebizweni lami baza kuxothela phandle uDevil futhi Wayne basobuphelile utshwala kancinyane futhi ehlezi lapho ekhangele bona ngakho ngathi manje Devil angikwazi ukubana wena ungubani kodwa ngiyakutshela wena kathesi lo ngudade wami futhi wena awunamsebenzi ngokumbamba azange azimisele ukwenza lokho kumile nje okomzuzu yikho lapho ayenza khona iphutha lakhe laka lokho ngathi kodwa uzamele uphume phakathi kwakhe uyangizwa mina futhi ke ngisize mina uNkulunkulu esihlalwe sokwahlulelwa yazi leso sivalo saqala ukuvuleka nokuvaleka ngokwaso gudlu gudlu lapho eminyango gudlu 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 ngacabanga futhi yena wathi Bill khangela lapho futhi ngathi yebo kuyini lokho wathi angikwazi ngathi loba lami kangazi futhi umnyango waya kudlu 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 uvaleka kanjalo ngacabanga yini uhlupho lapho yini uhlupho lapho akhangela njalo njengalokho futhi ngathi thiye sathana ebizweni kaJesu phuma phakathi kwakhe lapho ngisitsho lokho kwakhangeleka njengenkalakatha kamalulwane omkhulu ophosa abe mude kangaka kwaphakama emuva kwakhe kanye lenwele ezinde zilengile phansi kwempiko zakho lasezinyaweni zakho njengalokho kuhamba qala khona ukuza kimi nje khona ngamandla onke lapho kusiza ngathi oh Nkosi uNkulunkulu igazi likaJesu Kristu lingivikele kulokho futhi uWayne weqa phezulu empedeni
Wakhangela futhi nanku kulapha njengethunzi elikhulu. Kwazungeza futhi kwenyuka futhi kwehla phansi ngemuva kombhede. Weqa waphuma embhedeni wenu engena kwelinye ikamelo ngamandla onke. Ngakho ngathatha uneli futhi ngamkhambisa ngekhaya. Futhi ngaphenduka futhi angizange. Umama wangena phakathi lapho futhi thintitha amashiti futhi layo yonke into. Kwakungela lutho phakathi kulowo mbhede. Kwakuyikuyini? Devil waphuma phakathi kwakhe. Kuyini okwenzakalayo? Yena wami okwesikhatshana. Yikho kuphela. Ungami la kancane. Lapho uNkulunkulu ejonisa ilizwi lakhe enhlizweni yakho, thatha nje leyo nkemba futhi uqale ukugamula lokuquma. Haleluya. Angila sikhathi sokumelela olunye ulutho. Sengiqaphile. Angila lasikhathi esoku hlaliseka phansi. Yena wathi awu futhi thatha intonga yami uyeyibeka emntwaneni. Uthi nxa omunye umuntu ekhuluma kuwe ungabaphenduli lokubaphendula. Nxa udevil esithi hey uyakwazi okuzwayo ungaqali ukukhuluma kuye, qhubeka uhamba. Udevil uyakwazi. Udevil uthi kodwa uyazi ukuthi uyazi uzibani lozibani. Lapho bethola umoya ongcwele uyakhumbula baphosa balahlekelwa ingqondo zabo. Ungaqali ukukhuluma kuye, qhubeka nje uhamba. Awazi lutho ngozibani lozibani. Nguwe lo Nkulunkulu, kunjalo gcina uNkulunkulu. Yena uyagcoba inceku zakhe. Sokumele ngiphangise. uNkulunkulu uyagcoba inceku zakhe. Bona. Manje sokufanele ngeqe amanothi amalutshwane lapho. Kodwa ngizathanda ukutsho lokho lapho. Lilalele kathesi. Lalelisisa. Manka, lalelisisa kathesi. Lapha siyabona amaqinga kadevil. Sikwenza njani? Manje ngilembhalo emningi lapho yabaprofethi lezinto lapho ebuya kubo labantu abahlukeneyo ebhayibhelini futhi wenza into efanayo. Uhlezi kuliqinga lakhe yikuzama ukubamba abantu ukuthi bengakholwa ilizwi likaNkulunkulu. Lalelani lina masotsha esiphambano. Lapho wena ungakholwa ilizwi elilodwa likaNkulunkulu elilotshiweyo ebhayibhelini kusuwemkiwe izikhali. Yakukhola lokho Stando? Wemukwe isikhali, uyasarenda, uba litepetepe. Hlomani zonke izikhali zikaNkulunkulu. Amen. Sisempini. Lokho uNkulunkulu akuchoyo kuliqiniso. Lonke ilizwi lomuntu lingamanga, boni. Kodwa ngokuphangisa nje lapho akwenza ulalele kwenye into, yilo iqinga lakhe. Usukwamukiwe izikhali. Zingaki izinto Eva ayefanele ukuthi azilalele. Eyodwa yena wemukwa izikhali khona lapho. Kuyini udevil akwenzayo? Wangena khona engqondweni yakhe phakathi komoya wakhe futhi lapho waphambukiswa. Kunjalo na yena waphambukiswa ngawona lowo mzuzu esamukwa izikhali lapho engakholwanga ilizwi likaNkulunkulu. Kulungile lapho. Sibona amaqinga akhe. Amasotsha kaNkulunkulu alaya ukuhloma zonke izikhali zikaNkulunkulu. Kunjalo na manje nxa ufuna ukubhala lo mbhalo phansi tholakala kwabase Efeso 6:10-13. Bona siubalile isikhatshana esedluleyo kwindikimba yethu. Kulungile, nanzelela. Hlomani zonke izikhali zikaNkulunkulu. Kasi le mzuzu emlutshwane esikhathi asibuyeleni emuva lapho nje okomzuzu. Asiboneni ukuba izikhali zonke zikaNkulunkulu ziyini. Kulungile, asiqaleni kundima 10. Manje lalelisani kathesi, asitholeni zonke izikhali zikaNkulunkulu. Elokuqina ke bazalwane bami, kathesi ngiyakwazi sengisi sokungamashumi amabili emzuzu khona kathesi ukubamba elethumi lambili. Phose nje bengingafuni ukulifundisa isikhathi eside lamuhla, kodwa angisoze ngibe nomunye umbiko kodwa owodwa ngize ngithathe ezinye zohambo lwami zehlobo. Uyabo, uyazi ukuthini? Uyazi kungani ngisenza lokho? Ngizalitshela. Ngolunye usuku ngaphuma bengingasoze ngikukhulume, kodwa nje kusengqondweni yami kungangcono ngikwenze lokho. Emva kokubana inkosi isingiphe ingcazelo, ngaphupha ukuthi ngangilungisela ukucapha umfula omkhulu ngomsebenzi wobumishinari. Futhi kathesi kuqala ngangiphezulu lapho kanye lomkami. Futhi bangaki abake bazi uJoe Smith? USmith wamasekondi ayisithupha lapha edolobheni. UJoe Smith umfana wakhe usebuthweni lamapholisa lapho. Yena uGeorge ozwisa usizi uyisidakwa kathesi, kodwa wayengomunye wabali abadluliseleyo nguye owangifundisayo ngingakayi lokuya eYMCA futhi langapi wayejwayele ukusifundisa futhi wayesenza izinto ngokuphangisa sibili yena wayelesisindo somtshaya isibhakela esamaphawundi alikhulu lathumi amane lanhlanu futhi wangifundisa futhi wayejwayele ukuma phezu lapho futhi wayethatha isibhakela sakhe njengalokhu futhi angitshaye khona esiswini angiphakamise angifuqele emdulwini bona kodwa futhi akuzange kwangihlupha yena nje wayengifundisile kwakungela lutho kodwa nje ukufundiswa futhi ke ngaphupha obunye ubusuku ukuthi ngabona uSmith wamasekondi ayisithupha kathesi kwakungayisiwo mbono kwakuliphupho futhi ngabona uSmith wamasekondi ayisithupha amadoda amancane esizalwisana laye ekubindaneni futhi yena leyo ndoda endala phose o ngiyacabanga ngingamachumi mahlanu lambili yena phose umachumi mahlanu lesificamunwembili amachumi ayisithupha kwakungela lamunye wabafana abancane owayengamthinta loba ngayiphi indlela yena wayebabopha nje ifindo njengalokhu ebalalise nje esibuyeni futhi ababambe ngezandla zakhe futhi ngacabanga lokhu kuyamangalisa ngacabanga ukuthi umkami waye kanye lami futhi mina ngathi lokhu kuyamangalisa mina ngathi uyazi ukuthini mita yena wayejwayele ukungifundisa yena wathi ngiyakhumbula lokhu wena ungitshela mayelana ngakho ngathi yebo umzana ukufundisa kwakhe okuhle ngawina ukulwa okuprofessional okulithumi lanhlanu futhi ngachiya umsebenzi lowo ukuyajumayela ivangeli lapho nje kwatshintsha futhi ngase ngiqala ukucapha amanzi kodwa ngathi sengihamba ngangihamba ngesikephe esilenjini ngakhangela le futhi lapho kwakuhleli ababili babazalwane bami behleli lapho esikepheni esincane sebelungiselela ukuhamba kanye lami ngathi lingeke likwenze lokho bazalwane kumele ngihambe ngeke futhi indoda esikephe yabuya futhi yathi nansi wena isikephe isikephe esincane esimhlophe esiqobo eseplastiki ngathi hatshi lokho yena wathi awu ungagijima phezulu ngale indlela ngaso amamayeli angamachumi amahlanu ngehola ngathi kodwa kumele ngicaphe ngaleyana indlela boni awu yena wathi hamba labo la madoda ngathi kayisiwo madoda escape abakwazi okweneleyo mayelana ngalokho boni bayachiseka bona bangeke basigwedle bona bobabili baza kugalula khona lapho bona abangeke bakwenze khona futhi yena wathi wena ungathemba ngathi lalela ngazi obunini mayelana ngezikephe ukwedlula abakwaziyo bona futhi ngingeke ngizame ukugwedla ngalokho ngohlobo lwezinto ezenziwe ngaso ngathi kuya kuthatha isikephe esilenjini ukucapha lokho ngathi kuza kuthatha into enkulu kulalokho futhi ngasembona ekhangela komunye wabazalwane futhi wathi ungumgwedli wesikephe na abazalwane bathi yebo bona ngathi lokho akusikho futhi umgwedli isikephe waphenduka yena wathi ngikutshela ukuthi wenzeni wathi bayakuthanda bayakukholwa kodwa wathi nxa ungazama ukucapha ngesikephe esilenjini bazazama ukukulandela esikepheni esincane baza kufa boni wathi abangeke bakulandeli futhi ngathi awu kufanele ngenzeni futhi lumtshayeli wesikephe esitishini sezikephe wathi wena buyela muva phezulu le wathi kukhona isiphala esisodwa esincane kulo lonke ilizwe leli isiphala esisodwa esincane futhi ufake ukudla okuningi wathi futhi bazahlala lapho bazahlala lapho lapho wena ulapho wena ungasekho kodwa wathi kodwa kuzafanele ufake phakathi ukudla futhi ngangiwoda zonke inhlobo zamakhabishi amathenipi lamaratishi futhi lezinto ngakubuthanisa phakathi njengalokho ngakho-ke ngasengivuka angizange ngibekwazi ukuthi kwakuyini kodwa sengikwazi kathesi boni sibuthanisela phakathi ukudla bazalwane le yimpilo okufanele ukuthi uyihambe uwedwa yiyo uyakhumbula iphupho owaba lalo leso sikhathi lapho uqala ukubuya lapha mayelana ngepiramidi futhi wacabanga ukubuya phakathi lapha ngathi liyo akula muntu ofika phezu lapha uNkulunkulu kumele afake umuntu phezu lapha khwele zonke izibanga zokomhlaba ezingakhwelwa ngathi wena awungeke ubuye lapha liyo boni buyela emuva phansi tshela nje abantu ukuthi uvela kuNkulunkulu bona kuyinto ongeke uthembe kuyo kuloba nje abazalwane labodade belungile futhi lebandla la konke futhi kulungile njengamanye amabandla labazalwane yonke indawo ngathesi angeke ngibe kude lebandla phandle le omunye umuntu uthi awu kungani uphuma uhambe nalaba bantu labo amatrinitari konke lokhu lokuyana futhi lokunye futhi lama oneness labo Jesus name lazo zonke ezinye izinto khona lapho kungani uzihlanganisa kanye labo bona kanjalo bangabami kungenani ukuthi benzeni bangabami baliphuphit lami lapho u-Israyeli esiyenze okubi kakhulu kwaze kwathi lo nkulunkulu watshela uMose wathi zahlukanise ngizaqala esitsha isizwe kanye lawo uMose waziphosa endleleni wathi ungakabathathi thatha mina kungenani lokuthi babeyenzeni lapho yibo engithunyelwe kubo yena uyathumela ukukhanya hhayi ukukhanyise lapho okulokukhanya khona lapho okulobunyama khona yikho lapho ukukhanya okuhlala khona futhi kufanele ukuthi uhambisane labantu kufanele ukuthi ume kanye labo kungenani kumele ukwenze phakathi kobubi babo Israyeli wayephambukile njengokuphambuka kunjalo babephambuke uNkulunkulu wazi wabakhalala kodwa uMose ngangihlezi ngibangala ukuthi lokho kwakuvele kwenzakale njani kodwa umoya kaKristu phakathi kukaMose bona zonke siphambukile yena wasimela thina sonke lapho sisebubini bethu kungenani lokuthi babe kunganani asingayekeli ukuba lobudlelwano la kumbe ukuzehlukanisa laloba yini ingqe kuphela singathola umphefumulo asiye ngena silokuhlakanipha njengenyoka singabi lomona njengejuba bona futhi uzame ukuzuza umphefumulo wonke esingawenelisa manje lokho yikho engikuthoyo lokhu busa ngikugcina ukudla ukuze ube loko kudla ukuze ube lenye into yokudla kuyo uthathe emathepini A dalani phakathi ekuqandeleleni kwendlu dawumbe lapho sengihambile sengikude ngizabe lokho likhumbula izinto lezi ziliqiniso hlala endlini yakho ulalele bona futhi lokho ikudla ukugcina phakathi endlini yokukugcinela angikwazi lapho uhambo olukhona kodwa lo bangaphi lapho olukhona yena uyakwazi lapho yena akhokhela khona angikwazi ngiyalandela nje manje kuyina kutshoyo yena lapha kathesi ndilalelisise elokucina bazalwane bami qinani enkosini futhi lasemandleni obukhulu bayo qinani emandleni obukhulu bayo hlomani zonke izikhali zikaNkulunkulu ukuze limelane lamaqinga kadeveli ngoba asilwi le nyama futhi legazi ukudubula inhlamvu nokusika ngenqamu boni lokho kayisikho kodwa simelana lemibuso simelana lamandla simelana lababusi bomnyama wakulumhlaba ababusi bomnyama ngubani obusa umhlaba udeveli sibili ngubani zonke lezi izinto ezenzakalayo zonke izinto lezi ezingelabo uNkulunkulu ezenzakalayo indawo yonke lapho futhi labo uhulumende laba lokunjalo konke kungudeveli iBhayibheli atsho njalo develi ubusa iUnited States develi wabusa iGermany develi ubusa izizwe zonke emhlabeni yabuya kukho emzuzwaneni emlithwane futhi sizathola ukuthi yena uyabusa na kumbe hatshi loba wonke umbuso osowake waba khona loza kuba khona kuze kuthi uNkulunkulu abeke umbuso wakhe ubuswa ngudeveli angitsho ukuthi umuntu wonke okuwo ungudeveli manje kulabantu abalobu uNkulunkulu emahofisini kahulumende kuza kuba lomunye lapho ngobusuku obulithwane khona lapho ukutshengisa umfanekiso lapho kanye lomfowethu Agambright lapha khona endaweni yena ube ngumeli kube umongameli phose abahlanu abajiyeneyo umfowethu Row futhi yena uza kuba lapho ngiyacabanga ngaba sokuyiviki yesibili kumabasa umfowethu Neville uza kumemezela khona futhi uyindoda emangalisayo yena wathi engakhuluma ngezindimi eziyisificamo nembili ngiyakholwa kodwa lapho esamkela umoya ongcwele azanga waba lolimi ayengakhuluma ngalo lenkosi ngakho inkosi yamupha olunye nje wathi ngakho wakhuluma kuye ngalona lolo wamupha olunye olutsha lolo ayengazange alufundele kulungile imimoya emibi ezindaweni zaphezulu ngakho ke manje lalelani lonke lina masotsha kathesi singakaqalisi umzila wokukhulekelwa zithatheleni kini zonke hathi nje ingxenye yazo zonke izikhali zikaNkulunkulu ukuze lenelise ukuma esukwini olungile yilo usuku esiphila kulo futhi seliqede umsebenzi wonke ukuma manini amen uyakubamba lokho bona sithando lapho usuyenze konke ongakwenza ukuma ngakho mani unganyikinyeki manini ke iy'nkalo zenu lalelani lokhu lalelani lapho lokhu ukuthi yini iy'nkalo zenu leyo yingxenye yenu ephakathi laphakathi lapho khona zibotshiwe ngeqiniso kuyini iqiniso ilizwi likaNkulunkulu kunjalo ilizwi lakho liliqiniso kulungile futhi lifakile isivikelo sesifuba sokulunga lokhu yiku yenza okuyikho kule lizwi likaNkulunkulu phakathi kwakho usenza okulungileyo isivikelo sesifuba sokulunga futhi le nyawo zenu ziqokisiwe ukulungela ukushunyayelwa kwevangeli lokuthula kuhamba loba ngaphi ndawo yiphi sikhathi siphi inyawo ziqokiswe ngevangeli bona futhi ukhangele kukho konke phezu kwakho konke lokhu thatha isihlangu sokhulu leso yiso elicitha ngaso imitshongo bona isihlangu sokhulu eliyakuba lamandla okucitha yonke imitshongo evuthayo yomubi futhi lithathe ingwane yosindiso lo ngumphefumulo ingqondo ingqondo phakathi lapha ikhanda limboza ikhanda futhi le nkemba kamoya elilizwi likaNkulunkulu uzakuyifaka kanjani ingwane le lokho ekwenza iyisivikelo yenziwa ngani leyo ngwane uthusi uthusi ngeke liqiniswe lomile liqine kule nsimbi ingwane yethusi iyini usindiso ulwazi lokuba kwazi lokhu futhi usiliso lwami luvela kuNkulunkulu usindiso lwami luvela kuNkulunkulu senzakalo sami sifana lelizwi lakhe ngathi umcabango webandla ilizwi amen nanku-ke usumbuzile ngesivikelo ingwane yosindiso iyinkululeko thatha lokhu uye umatsha usiya phambili oh manje kathesi yikho okufanele sikwenze ibutho likasathane manje khangele kathesi sokufanele ngiphangise kodwa kufanele ngenise lokhu phakathi ibutho likasathane liletha imikhuhlane yikho usathane ayikho ungumbhidlisi usathane umbuso wonke kasathane yikugula ukufa lezinhlungu lokudideka lokukhathazeka konke kukusathane uNkulunkulu impilo ukholo intokozo ukuthula khona lapha boni manje yiwo amabili amandla amakhulu abuya ndawonye khona kathesi ayalwisana khona lapha phakathi esakhiweni khona kathesi ayalwisana usuku ngosuku kanye lawe amandla wonke usathane ekulandela leyo nkalakatha omkhulu osankosi osampristi uGoliath ezama ukukwethusela yena uqondile kodwa uNkulunkulu uvukelwe amen ngevangeli ngelizwi leqiniso okhalweni lwakho dumo shumayele yikho lokhu okuyikho ingowane yosindiso isihlangu sokhulu lenkemba uyizungeza esandleni sakho sathane ngiyeza ukuhlangana lawe uhlangana lami ebizweni lesayensi uhlangana lami ebizweni lamasiko uhlangana lami ebizweni lenhlanganiso uhlangana lami ebizweni lalokhu lokhuyani kumbe okunye kodwa ngihlangana lawe ebizweni lenkosi uNkulunkulu ka-Israyeli ngiyakulanda vula indlela loba ukufa ngokwakho ungeke kume lapho boboza isikhala udlule kukho kunjalo ibutho likasathane liletha imikhuhlane futhi elikaNkulunkulu lithunyelwe ukuyixothela phandle amen nanko-ke sonke isikhathi usathane ejikela loba yini la phezu kwakho ibutho likaNkulunkulu ngikumxothela phandle amen xothele phandle yilo iqinga uNkulunkulu alisebenzisayo sathane wasebenzisa ibutho lokubhidlisa ukungakholwa ilizwi likaNkulunkulu futhi wazibekela yena umbuso ongcono kuloka Mikhayeli ayelawo futhi uNkulunkulu wamxothela phandle indlela kaNkulunkulu iyikuxothela phandle okubi lahla phansi ukuzindla lahla phansi okuphambene lengqondo lahla phansi inkathazo lahla phansi imkhuhlane lahla phansi isono amen usuphezu kwakho uvusiwe kuKristu Jesu uhlezi ezindaweni zezulwini. Udevil wonke uphansi konyawo lwakho. Nga eqala ukuphakamisa ikhanda lakhe. Phakathi lapho kuyini uyazi usufile impilo yakho ifihliwe. Kuyini ukufa usufile emizweni yakho usufile kunembeza wakho. Intando umuntu bakho izakuthi yebo ngiyacabanga ngini. Ufile kuzindleni kwakho ufile ezintweni zonke lezi futhi ungcwatshiwe ebizweni lika Jesu Kristu futhi wavuswa kanye laye futhi ngoba ngapi lapho yena akhona lawe ulapho futhi. Kuyini okwenzakalayo lapho ubona omunye wabathandabuzi efika ezulwini uNkulunkulu wamgahlelela phandle futhi wathini yena emasotsheni lawo avuswe kuKristu. Nxa udevil esiza lapho mkhabele phandle mxothele phandle lapho uJesu efundisa ibutho lakhe futhi wabathuma ukuya emkhawuleni womhlaba kambangiye kuwo wonke umhlaba ngithumayela ivangeli ngiso sonke isidalwa lo okholwayo futhi abhabhathizwe uza kusindiswa lo ongakholwanga uzalahlwa futhi lezi zibonakaliso zizabalandela amakholwa amasotsha ami ebizweni lami bazaxotsha udevil bakhulume ngendimi ezintsha babambe inyoka kumbe banathe izinto ezibulalayo akuyi kubalimaza nxa bebeka izandla zabo kwabagulayo bona baza kusila phambili masotsha amaKristu simatsha sisiya empini kanye lesiphambano sikaJesu sihamba siphambili ngibethelwe kanye la kungenani ngiyaphila hathi mina engiphilayo kodwa lo ophila phakathi kwami ilizwi liqhubeka phambili uNkulunkulu equmela kude ngenkemba yakhe ebukhali esika nxa zombili ngakho yikho kungamangalisi lapho uGrant ethatha iRichmond futhi lalawo wesifazane waseningizimu ebona uGrant esiza phakathi imfuzelelo yamtshaya yena futhi wathi amehlo ami abone inkazimulo yokubuya kwenkosi yena use nyathele phansi isivuno lapho isivini kanye nolaka kugcinwa khona yena ukhulule umbane ngenkemba yakhe enzima elesiphangi amasotsha akhe amatsha esiya phambili amen. UGrant wathatha njani iRichmond lapho esiza kuyo amen yiyo indlela athatha ngayo iRichmond yiyo indlela amasotsha kaNkulunkulu alisa ngayo isono ukugula lapho nje bebiza kukho amen yiyo indlela abanqoba ngayo ukuthandabuza kwabo lokwesaba lezinto lapho omunye ephakama baya ngamlela phansi sukani endleleni omi nabo lokho yikho uNkulunkulu ubaxothele phandle njengalokhu akwenzayo ezulwini uCaptain wethu omkhulu wasitshengisa ukuba kwenziwa njani amen. Roy Robertson lo mfo wethu funk abaningi benilina maqawa amadala lapha liyakwazi ukuthi uCaptain Qobo uyini ngesinye isikhathi nga lolu ugatsha lozomlilo oluncane lweJeffersonville phansi lapha indawo yePaw ya lumatha umlilo futhi lapha kwakulogatsha lwezomlilo lweJeffersonville lumile phansi le futhi uCaptain ehamba ebhoda ethi thela amanzi amancane phezulu lapha njenge uspipe elincane phandle le nampa besiza abeklasu thela amanzi amancinyane la isakiwo sepha usatsha saphela babiza abelwiziwe nanka amadoda afundisiweyo esiza owena akhala kanganani amasayirini ngapheshe yalapho uthi nango lapho uCaptain omkhulu lapho wakulolu ugatsha lwezomlilo ethi thela amanzi amancane lapha thela amanzi amancinyane phansi lapha amadoda angafundiswanga fo wethu khona masinya lapho injini sima ngubani owayesekucineni kwelele uCaptain lapho lelo lele lisiya phezulu yena wahamba kanye lapho lapho echaya ifastela yena wayengakafiki efasteleni njalo yena wathatha ihloka lakhe futhi walijika ngefastela futhi wathi uzani bafana futhi umlilo wawusucithile emzuzwaneni emlutshwane uCaptain ngayisiye Captain Ot thela amanzi amancane lapha zama amalutshwane lapha kodwa uzani bafana amen yena wakhokhela indlela yena wasitshengisa ukuba kwenziwa njani. Ngacabanga lolo gatsha lwabezomlilo olufindisiweyo baba nalowo mlilo owacitsha emzizwaneni emlutshwane kungani babe lo Captain lapho owayesazi lokhu ayekwenza fo wethu khuluma mayelana le science yezenkolo zakho ofunga ukukhuluma ngazo inhlangano zenu ezenziwe ngabantu inhlanganiso zenu dlala ngakho ngilo Captain omkhulu ongitshele ukuthi ngikwenze njani uthi awu nxa ngingakunuka ngikuthinte akulangqondo Nansi indlela uCaptain omkhulu athi kwenziwa ngayo uLuka isahluko 4. Angila sikhathi sokuyibala. Ibale wena ngokwakho kulungile. uLuka isahluko 4 qala ngendima 1. Yena akazange athi manje ngiyakutshela wena hamba lapho futhi wena wenze inhlanganiso enkulu. Wena thatha amagosa esonto lamatikoni futhi kumbe thatha ama kardinali lamabhishopu futhi wena uthathe lokho. Yena akazange atsho njalo. Lapho uSathane ehlangana laye yena wathi manje usulambile guqula amatshe lawo abe yisinkwa. Yena wathi kulotshiwe. Yena wathi phezulu lapha siza kusa wena phezulu lapha futhi sikutshengise enye into kodwa kulotshiwe. Ngiza kwenza lokhu nga ungakwenza kulotshiwe. Iyo indlela uCaptain omkhulu athi kwenziwa ngayo. Kwenziwa njani tate? Kulotshiwe. Nxa bebeka izandla phezulu kwabakhulayo baza kusila. Kulotshiwe ngebizo lami bazaxotsha udevili. Amen. Kuyini? Kulotshiwe. Izilayo zikaCaptain. Kulotshiwe. Loba ngubani ozwayo amazwi ami futhi akhole kuye lo ongithumileyo ulempilo elaphakade. Kulotshiwe. 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 Lezo izilayezo yilo isotsha, yiyo indlela, yiso isibhamu esikhulu esiphakamisela phezulu. Wenzani? Yena weza khona lapho kuGoliath. Yena watshengisa uDavid, watshengisa njani ibutho ukuthi kwenziwa njani. Watshengisa njani uDavid u-Israel ukuthi kwakusenziwa njani. UDavid akutsho othandekayo umsindisi bona wakwenza njani uDavid. Yena wathi nansi indlela okwenziwa ngayo, themba elizwini lenkosi. Futhi uGoliath waphuma lapho wathi uyazi ukuthini, ngiza kuphakamisa ngomcijo womkhonto lowo futhi ngikudlise ngezinyoni. Yena wathi uhlangana lami njengenhlanganiso, uhlangana lami njengosomasayensi wesimanje, uhlangana lami kanye lenkemba yakho enkulu engamafiti alithumilane, uhlangana lami kanye lengwane yethusi futhi kanye lesihlephu sesihlangu leso engingeke ngisiphakamise ukusisusa phansi, uhlangana lami njengeqawe elifundisiweyo, uhlangana lami nge-PhD futhi lo LLD lo LOPindwe kabili lo LD, uhlangana lami ezintweni zonke lezi kodwa ngiza ebizweni lenkosi uNkulunkulu ka-Israyeli futhi lamuhla ngizaquma ikhanda lakho lisuke emahlombe akho. Amen. Le nsupu encane iphuma ukuzomisana lalesi sikwaga kodwa wayekwazi lapho ayemi khona. U-Israel equqa nje emuva le ondoda encane ezwisa usizi. UGoliath wathi ngiza kutshengisa lo engizamenza futhi nangwe siza. Yena wayelo KHOLO boni ku-JESU amadola amahlanu, amatshe amahlanu, ilithi elilodwa elincinyane phakathi lapho ukuqalisa ngalo elibhodisa khona njengalokhu umoya oyingcwele wasubamba idwala futhi nanto lihamba. UGoliath waya phansi, iyo indlela okwenziwa ngayo. Iyo indlela uJesu athi lokhu yena akuthoyo. Manje nxa lina bazalwane abaza kuya phandle enkundleni nxa ufuna ukuba kwazi ukunqoba udevil lapha, ngizalitshengisa lina ukuthi kwenziwa njani. USathane wathi ngizahlangana lawe Goliath, ngiza kutshengisa ukuthi engingakwenza wena ulambile. Nxa uyindodana kaNkulunkulu ngizamelana lawe. Wena uthi uyindodana kaNkulunkulu, ngimelana lawe. Nxa uyiyo indodana kaNkulunkulu guqula amatshe lawo abe yisinkwa, dlani ulambile. Futhi nxa uyindodana kaNkulunkulu wena ulamandla okukwenza. Yena wathi kodwa kulotshiwe kathesi umuntu kayi kuphila ngesinkwa kuphela. Yiyo indlela uCaptain omkhulu enza ngayo. Wamthatha yena wamusa esiqongweni setempeli. Yena wathi nxa wena uziphosela phansi wathi wena uyakwazi kulotshiwe futhi. Wathi yebo, wathi kulotshiwe njalo, ungalingi inkosi uNkulunkulu wakho. Bona lokhu yena azibiza ngokwakhe inkosi uNkulunkulu wakho. Aha, ungayilingi inkosi uNkulunkulu wakho, kulotshiwe njalo njengalokhu. Bona mina bo kuyini yena akwenzayo. Yena wamnqoba ngelizwi likaNkulunkulu. Iqinga likadeveli ikwenza ukubana ungakholwa ilizwi likaNkulunkulu. Futhi uCaptain omkhulu wathi thatha ilizwi likaNkulunkulu futhi ulenze ngebizo lami baza kuxotsha udeveli. USathane uCaptain wabo omkhulu. Yebo, uyazi abanye balezi nhlanganiso zamasondo bayazama ukukwenza ukholwe ukuthi ulesondo elilembaxa. Uyazi futhi umsila odazuke phakathi zonke izinto lezo ungakukholwa khona. Yena akanjalo. Hathi umzana mfowethu, yena uliqili. Ungakukholwa ukuthi kulalokho bakwenza lokhu nje ukwethu sele lo kayisuye lo udeveli. Udeveli kala masondo okokuqala nje. Ngiyakuthandabuza kakhulu sibili. Yena nje ungumoya, udeveli ungumoya. Yena akala masondo alembaxa futhi lezinto njengendlela elizama ukufanekisa ngayo hatch hatch kodwa yena hlakaniphile mfowethu yena uyindoda ehlakaniphileyo uqobo efundileyo yaze yaphela kezi enjalo hlakaniphile yezomhlaba oh yebo yena muhle wahlela ibutho lakhe ngenhlakanipho yomhlaba kuze kuthi mfowethu ungazami ukuzama ukukhuluma amazwi akho kungcono wazi lokhu okhuluma ngakho lapho uhlangana lomunye wala madoda besithi insuku zezimangaliso sezadlula hatshi yena akala yena akala sonto elivulekileyo yena oyena uyena uyena uphuma eseminary ulolongekile mfowethu ngitho ukuthi ukhaliphile PhD LLD Q UST futhi lakho konke kwakho bona konke kuphakathi lapho yena nje ukhaliphile njengakho angakwenelisa uhlakaniphile sibili uyinyoka umakhamba phansi ukwedlula bonke inele ikanyelwe phansi mfowethu futhi ngitho eqokile futhi kungela kuchaphana ebhajini hlakaniphile ukhaliphe futhi elobuqili ngakho konke kunjalo ungaqali ukudlala ngaye ngaphandle usazi lokho okhuluma ngakho kunjalo oh kodwa siyawazi awakhe amadala amaqili uyakwazi lokhu azama ukukwenza ukusenza singakholwa ilizwi likankulunkulu futhi yena akala masondo avulekileyo hatshi 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 kathe siyathola ukuthi nxa engela masondo avulekileyo ngakho-ke kufanele abe ngeyinye into yena ungumkhohlisi yena uyikuhlakanipha ufundile oqekile mfowethu yena wenze ibutho lakhe kanjalo khangela ngesinye isikhathi phesheya eswitzerland kangitholi nje indawo yokuma bakwethu kule phesheya eswitzerland lapho kwabuya leli butho legermany limatch kanye labezizweni bengena ngani kwakukhangeleka njengomduli wesitina wonke umuntu efundisiwe wonke umkhonto ubekiwe phandle njengalokhu amafiti ayisificamunwembili kumbe alithumi phambili kuthi beza khona kumaswisi amancane adubekayo phezulu le kuyini ababelakho babehlome ngenqamo ezivela ensikeleni zabo izigodo futhi lamadwala futhi lapho bema babe bachovela muva khona ngaphesheya kwentaba kwakule mizi yabo lapha ibutho lamaswisi laphuma ukuyahlangana labo babengenzanga lutho kubo bangena nje futhi bathatha ilizwe labo kuyini emhlabeni lokhu lumntwana akwenzileyo umntwana nje usathane yena nguye ongathatha impilo yakhe nxa engenelisa sibili nango yena lapha isikhathi singakafiki bona amaswisi ayengenzanga lutho babengabantu abalungileyo babezama ukuvikela amakhaya abo kodwa bema lapho ukuvikela emva kwesikhathi kwakulomunye obizo lingu-Arnold von Winkelried nanti leli butho lisiza bonke basegonjolozelwe wathi kuyini esingakwenza yonke indawo kululwandle nje lwabantu abafundiswe kahle yiyo indlela usathane ayenza ngayo abafundiswe kuhle umkhonto wakhe ukhombele khona phandle umuntu munye enyathelweni linye kanye gabili bedonsa bengena phakathi kwaleli ibutho elincane nje beqhubeka behamba yikho konke ababefanele bakwenze futhi nje nokubagwaza bonke phezu kwenkemba imikhonto igwaze ize iphuthele phakathi kwabo lokho kwakungabe kwaqeda ibutho leswisi lokho kwakuyabe kuyikuphela kwakho konke phecheya koqaqa kwakulamakhaya abo labathandekayo babo abafazi babo babeya kubanjwa ngamandla futhi bebanjwe iganyavu futhi lamadodakazi abo amancane labantwana babulawe futhi lamakhaya abo achiswe futhi layo yonke into ukudla kuthathwe inkomo lezinto kuhambile nampo belapho kwini okwayenzakalayo ukuholwa kwachaya oyedwa obizo ngu-Arnold von Winkelried wathi bantu beswitzerland lolu suku ngiyafela iswitzerland amen lolu suku ngiyafela iswitzerland bona bathi kwini oza kwenza wathi lingilandele nje futhi lilwe ngakho konke elilakho wasukuma lapho waphosela phansi umkhonto wakhe into ngencane ayelayo esandleni sakhe kanjengalokho futhi wahlaba umkhosi izandla zakhe ziphezulu njengalokho futhi wagijima esiya kulokho eklabalala yenza indlela yenkululeko wagijima ngamandla akhe wonke khona phakathi kwebutho futhi lapho yena ekwenza wabamba yonke imkhonto ayeyikwanisa futhi wayiphosa esifubeni sakhe kanjalo futhi wafa wabatshela lapho engakasuki wathi kulo muzi omncane phesheya le umkami labantwana labo engibachiyayo ikhaya elincane nje engisanda kulithenga futhi wathi ngiyabathanda kodwa lamuhla ngiyafela iSwitzerland. Yena wapha okwami, yena wathi ngiyapha impilo yami ukusindisa isizwe. Futhi lelo kwakuliqawe, abazange babe lempi kusukela lapho. Lokho kwa ikhawuleza yona kwadidekisa lelo butho ngalobo buqawe bubonakalisiwe kwaze kwangabi ibutho ladideka kangako. AmaSwisi agiqela amadwala phezu kwabo futhi babagijimisa phandle kwelizwe futhi abazange baphenduka kusukela lokhu sokube yiminyaka engamakhulu adluleyo. Bona ngani lokhu kwakuyisenzo esikhulu, kodwa omfowethu ngolunye usuku lapho ukungazi, ukwesaba izinto zomoya ezingekho, ukuthandabuza, ukukhathazeka nokwesaba bekuvalele abantu bakaNkulunkulu ekhoneni. Bekukhona oyedwa othiwa nguJesu Kristu. Lolu suku ngiyafela abantu kunjalo. Kuyina kutshoyo yena ebuthweni lakhe, ngilandeleni futhi lilwe ngakho konke elilapho. Nxa ule nduku, lwana ngenduku, ungesabi. Ule sikhulu, lwana ngesikhulu. Ule dwala, lwana ngedwala. Loba yini olakho, yikho uCaptain omkhulu wethu akutshoyo lamuhla. Ngathatha ilizwi likaNkulunkulu futhi ngamnqoba udeveli lamandla akhe, yena wamquma waba izintambo. Amen. Ngalelo lizwi manje loba yikuyini olakho, nxa wena nje ulelizwi elilodwa iNkosi uNkulunkulu wakho okusilisayo, mqume. Landela, amen, landela uCaptain wethu. Yebo, mnumzana, yena wamquma. Sathani kanye lekhulu emihle imbuso yakhe lobuhle obunenge lakho konke, konke kungokwe simanje manje, akula lutho lokwenza kanye lathi kunjalo. Yena lokhe engokhaliphileyo kuzo zonke izilo zensimu. Yebo mnumzane, uJesu wathi ukuthi abantwana balamuhla bahlakaniphile kulabantwana bombuso kaNkulunkulu. Manje lokho kulwisana okubili okukhulu siza kuya, sokumele kufanele ngivale lokho kulwisana okubili okukhulu sokusiza ndawonye khona kathesi. Khona kathesi kulihola lapho ukugula lezinto sokuthaya umhlaba, kuze kuthi isayensi yezemithi isiphelelwe futhi yonke into isiphelelwe. Akula lutho futhi nje siza futhi ibutho elincane likaNkulunkulu lichovelwa ekhoneni futhi lakho konke. Mfowethu, sokuyisikhathi somunye uArnold von Winkelried. Sekuyisikhathi somunye umuntu kaNkulunkulu ukuthi aphakame. Sekuyisikhathi sika Elijah ukuthi abonakale. Sekuyisikhathi senye into ukuthi ithathe indawo. Butho likaNkulunkulu, vala ingqondo yakho ungami okomzuzu ukucabanga okwenye into uDavid amele akuphe yona ngemizwa yakho. Kodwa khumbula ilizwi likaNkulunkulu alingeke lehluleke. Lawo amabutho amabili amakhulu lapho isitha sisiza njengesikhukhula, njengoba sisiza lamuhla, kuyini uNkulunkulu athi yena uza kwenza? Umoya kaNkulunkulu uzaphakamisela phezulu isilinganiso, ungomunye wabo. Yebo mnumzane, siyafundiswa kuJakobe 4:7. Angilasikhathi sokuyibala khona. Jakobe 4:7 ukumelana loDavid futhi yena nje akayi kuzikhambeli kodwa uza kubaleka. Melana lo David, melana njalo David, ngendlela efanayo. Captain wethu omkhulu asitshela ukuthi siyenze, thatha ilizwi likaNkulunkulu, yiyo indlela yokumelana layo. Lo David, kungelizwi likaNkulunkulu, Captain omkhulu wasitshela khona ukuthi kwenziwa njani. Kulungile, manje kuvaleni ngifuna ukuthi lokho. Lo David omdala kathesi ucabanga ukuthi yena ukuthi kulolunya, ucabanga ukuthi angahlasela umntwana, yena angahlasela loba yini, wahlasela uJesu Kristu. Weza kuye kanye lokuhlasela okuthathu okulukhuni. Ubukwazi lokho na? Sathani kazange nje ahlasele kanye, yena uza kuhlasela ngomkhuhlane. Ngakho ke lapha uzaphenduka futhi akuhlasele, akutshele insuku zezimangaliso sezadlula, awuzange usiliswe, akula lutho kukho. Uyakwazi lokho? Yikho. Yena wahlasela uJesu kathathu, hlasela okuthathu okulukhuni. Yena weza egijima kuJesu kanye lokungakholwa kwakhe ilizwi likaNkulunkulu. UJesu wayelizwi sibili, yena kazange wakukhulu. Nxa wena ungu, nango yena esiza ukuhlasela okulukhuni. Njenga kwezinye isikhathi, isitha lamuhla, nanko besiza wathi, nxa wena uyindodana kaNkulunkulu, itshengise isimangaliso, mangisibone sisenziwa. Mfowethu, ukuhlaselwa okuthathu okulukhuni yena angena ngakho, nxa wena uyi. Manje wenzani uJesu? UJesu wayelizwi likaNkulunkulu, yena wayelizwi, yena wahlasela ilizwi. Dumo, sesingena nje, ngizwa nje kuhle uthumayela kathesi, qiniso nginjalo kunjalo. UJesu uyilizwi, ekuqaleni kwakulelizwi, leli lizwi lalikanye loNkulunkulu, futhi ilizwi lalingoNkulunkulu, futhi ilizwi lahlala laba yinyama, futhi lahlala. UJesu waye elilizwi. Wenzani yena? Yena wamquma. Yena intambo ntambo. Oh mina bo. Sengiza yekela. Kuyini uJesu akwenzayo? Yena wayelizwi. Ngakho kanye lelizwi. Yena waquma uSathane ekuhlaseleni kwakhe okulukhulu. Yena waphaphela phakathi lapho njengequbu lamabhala isiphepho samasotsha kumbe enye into enjengaleyo waphaphela phezulu kukajesu ilizwi kanjalo futhi ujesu wathatha lelo lizwi futhi wamsika yena waba yiziqephuqephu haleluya sibili wamsika waba yiziqephuqephu wamnqoba ngelizwi ukuhlasela kwakhe khangela lalelisisi lokho kuva ukuhlasela kwakhe kwakuyikuyini ukungakholwa ilizwi likankulunkulu lokho yikho ukuhlasela kwakhe la uyayibona na impi enkulukazi kwesezake zaliwa ulamandla amabili kuphela uSathane loNkulunkulu futhi thini isikhali sikaSathane esilishwana lawo yikuzama ukukwenza ungakholwa isikhali sakho uyakwamuka isikhali asilaleleni sithule kathesi lalelani nxa yena engakwenza ukuthi ungakholwa isikhali sakho silingeni nxa engakwenza ukholwe ukuthi isikhali sakho asiqinanga okwenileyo usekwambile isikhali oh mfowethu nevile ithemba sikuthiyi lokho khangela yena usekwamkile lapho ekwenza ukuthi ungakholwa leso sikhali lapho ubeka lokhu phansi lokhu kuqeda ukulwa kwakho usuphelile bamba leso sikhali ungasibeki phansi yabona ukungakholwa kwakhe enye into eyodwa engifuna ukuyitsho kathesi ngomzuzu irussia ngifuna ukutsho lokhu kube lusizo kumabutho amadala futhi lokunjalo lapha futhi lani lina bafundi bebhayibhili kuyini lokhu eliphikisana futhi liklabala ngerussia alingizwa ngilitshela ukuthi lakhe indawo yokucathela ibhomba liyake lingizwe na kuyini eliphikisana ngerussia irussia kayisilutho kabayikunqoba izimpi kabayikunqoba umhlaba sikhomanisi kasiyikunqoba umhlaba kuyini uhlupho ngabantu ingehluleka na ilizwi likankulunkulu lalela lokhu ethephini kathesi kuwo umhlaba ngiyakhuluma kube loba ngaphi lawa mathephu angaya khona futhi lakini bantu la akula ndaba loba kuyini okwenzakala kini lina likukholwe lo russia sikhomanisi kasiyikunqoba lutho ilizwi likankulunkulu alingeke lehluleke isiroma sizanqoba umhlaba asithatheni umbono kadanyeli yilo ilizwi likankulunkulu wena odanyeli wena onkosi nebukhadinezari yilo leli ikhanda legolide babhiloni komunye umbuso uzathatha indawo yakho okuyisiliva bona okwakungamamido persia omunye kwakuyigrisi alexander omkhulu olandelayo ukungena phakathi iroma futhi kwakungela lutho olwathiwoyo mayelana ngesikhomanisi iroma yanqoba umhlaba ujesu kristu wazalelwa embusweni weroma futhi wahlukuluzwa isikhathi sakhe sakuqala seza lapha ngombuso weroma futhi ekubuyeni kwakhe kwesibili esiza manje umbiko wakhe uyazingelwa zinhlanganiso zamasonto zeRoma okungunina wazo zonke futhi lapho yena ephenduka yena uzaphenduka ukuzothanyela lowo mbuso weRoma lo amaJuda ayehleli emkhangelele yena izikhathi zonke ukuthi abuye futhi athanyele umbuso weRoma ukumiswa kwamandla eKatolika kanye nazo zonke inhlanganiso zamasonto phakathi emhlabeni khona manje zisiza ndawonye njengenhlanganiso ukumanyana kwamabandla bezihlela ndawonye akusiyo irussia iroma itsho kanje inkosi yebo ngitshengisa umbhalo lapho isikhomanisi kumbe enye into ngaphandle kweroma ezabusa amamido persia amnqoba na unebukhadinezari sibili igrisi yanqoba na yebo amaRoma lawo abathumba kusukela lapho akuhlakazekanga na kwaba ngamandla alitshumi ka-Ottoman njengalokhu esilakho nje kathesi na kazange esenho okutsho ukuthi insimbi Khrushchev kutsho udaka abazange babe lo mhlangano wabo khona lapha futhi uKhrushchev wakhulula isicathulo sakhe ukukhweza sobala into evulekileyo wathaya etafuleni njengalokhu ukutshengisa abantu awu yini uhlupho ngabantu lamuhla ukholo seluye ngaphi kungani alikholwa ilizwi likankulunkulu ukuthi liliqiniso futhi into leyo ayikho phakathi lapho Luyini uhlupho ngabathumayeli lamuhla. Isikhomanisi, wonke umthumayeli uphandle lapho ezama ukulwisa isikhomanisi. Isikhomanisi akusilutho. Yona into uDevil iyayeluka yona ngaphansi kwamakhala enu futhi lingakwazi kuyisiRoma okwezi ihlanganiso. Futhi iRoma ingunina wezinhlelo zamasulu. IBhayibheli lathi wayeyisifebe futhi lamadodakazi akhe ayeyisifebe emelana noNkulunkulu, emelana lelizwi lakhe. Masothi, thathani ilizwi. Ngilosi zesihawu, hlalani lelizwi leli. Ngizabhubha ngolunye usuku, kodwa ilizwi leli alingeke libhubhe. Futhi lina abantu abatsha, nxa kungenzakali esizukulwaneni sami, ngiza kubona nanso lapho into. Ngizizwile indaba lokhu kusa. Nkosikazi Kenneth Gamba esiyabona upapa. Futhi nalokhu upapa akutshoni, boni, zonke inkolo zomhlaba. Oh, awu, ndawumbe siyathola okunye okuningi okuncane kwalokhu isonto elandelayo. Boni, ungakhathazeki ngeRussia. IRussia ukhethe oluncane ekhunjini. Ungakhathazeki mayelana ngesikhomanisi. Wena khangela isiRoma, lapho sibambana lamabandla. Akula lutho olulotshwe embhalweni mayelana lesikhomanisi. Sibusa umhlaba, futhi ngihamba ngelizwi, kungenani lokuthi enye into iyahamba, lilizwi engilikholwayo. IsiRoma esithatha umhlaba, futhi isiRoma singunina wenhlanganiso. Kwakungela ngitho inhlanganiso kwaze kwaba yiRoma, futhi zonke zazo zaphuma kuyo, futhi iBhayibheli latsho njalo. Wayengunina wezifebe. Ngingahlala ingxenye yosuku kukho njalo, kodwa ngiyacabanga ngingaqhubekela phambili. Lapho isitha sihlasela, ngakho ke ngiyalitshela, fanele libuye lijoyine eyethu. Kwini ozakwenza? Uyele emuva, uyekethise, hathi isotsha uqobo, lingeke, hathi nomzane. Kwini esikwenzayo ke? Ingqondo. Yeka ingqondo leyo eyayikuKristu. Lokho yikho iBhayibheli elakutshoyo. Ingqondo leyo eyayikuKristu ibe kanye lawe. So, bani wengqondo yena ayelayo. Hlala kanye lelizwi. Lokho yikho. Hlala kanye lelizwi. Ilizwi likaBaba. Futhi wanqoba isitha isikhathi sonke. Manje lapho isitha sihlasela futhi sizame ukuthi kufanele ukuthi wenze lokho. Kuthi wenze lokhuya. Kuyini ozakwenza? Hlala elizwini. Kunjalo. Kuyini ofuna ukukwenza ke? Thatha ilizwi. Kuyini ilizwi? Bible lathi lapho. Balile khona nje. Ngoba umoya futhi lokaNkulunkulu ulilizwi.
Boni, khangela lapho, futhi thatha ingowane yosindiso, lenkemba, inkemba kamoya, inkemba kamoya, umoya ongenayo ngengqondo yakho, futhi ungene kuwe, futhi inkemba kamoya lo yilizwi likaNkulunkulu. Kuyini umoya lo olwisa kanye ngakho? Kuyini umoya ongcwele olwisa ngakho? Amadlabuzane, imizwa, ilizwi, inhliziyo. Utumo kuyini elilisa ngakho umuzwe ilizwi asikhulumeni ilizwi likaNkulunkulu yikho umoya olwisa ngakho moya kaNkulunkulu uyahamba khona kanye kuDevil futhi wathi kulotjiwe amen kulotjiwe futhi noDevil asare kuyini sikwenzayo thatha inkemba okulilizwi likaNkulunkulu ulidonse lona ini ngesandla sokhulu isandla sokhulu esiqinileyo inkemba esika nxazombili iBhayibheli lathi kumaHebheru 4 kuyinkemba esika nxazombili isika konke ingena futhi iphuma mfowethu kuyini akwenzayo thatha ilizwi thatha umoya yeka umoya ungene enhlizweni yakho vula ingqondo yakho uthi ilizwi lakho liyiqiniso ngathesi kwenze lokhu dade ilizwi lakho liyiqiniso Nkosi, kangiyikulalela kulokhu enguzwayo. Lokhu omunye umuntu akuthoyo. Sengisima, sengivuthela zonke indlela zami. Konke ukukhathazeka kwami, nokuthandabuza, nokungakhula, esengake ngaba lakho. Umuzwa wonke engake ngaba lawo. Ukugula konke engake ngaba lakho. Yonke enye into engake ngaba layo. Ngiyakuvuthela konke kuphume. Sengweqa konke lokhu. Sengisiza khona kanye emoyeni wami. Oh Nkosi yehla phansi. Wena wathi, wena wangenza ngaba lokuzikhethela. Njalo ndodana yami, kulungile ngiyavula inhliziyo yami, lengqondo yami, yena phakathi Nkosi Jesu. Futhi uthathe ukholo. Leyo nkemba kamoya. Itho kanje Nkosi. Klabalala haleluya. Amen. Ngakho ke ubusiquma sonke isitha phambi kwakho. Amen. Nanko lapho uma sonke isitha. Nga umoya omdala osasipoko ukwenza uzwe konke umela khathana leyo nto ngelizwi lenkosi
kodwa amandla ethu ayi intokozo yenkosi ingamandla suka kimi ti umengelizwe
kungaba lidimoni kungaba yisitha loba ikugula loba kuyisifo loba ikuyini thatha lelo lizwe futhi ulidonse lona ngenkemba futhi nxa uhlahlela okuqala kukhangeleka kunganyikinyeke kahlela futhi uhlahlele njalo futhi uhlahlele njalo futhi uhlahlele uze uvule isikhala lapho nje ngenkukhu encane izicacada kumbe ingqungqulu lokho oyikho zicacade uphume kulelo khasi elidala lokugula uma indlela yakho uphume futhi uthi haleluya kungaphi okunye okulandelayo amen yiyo impi lelo lisotsha yilo isotsha lesiphambano yebona umzana chaya ulahle phansi sonke isitha ngani ngani thina esimiselwe phambili imbe uku-Abrahama yobukhosi lapho u-Abrahama ephika yonke into eyayiphikisana lelizwi likaNkulunkulu yena wahlahlela indlela yakhe wadlula zonke izikhubekiso ezeza phambi kwakhe but umkakho usemdala kakhulu yena wayihlahlela linto phandle kwendlela udevil wathi awungeke wenze lokho awungeke wenze lokhuya u-Abrahama wakuhlahlela kwaphuma endleleni yena wakuhlahlela futhi wakuhlahlela waze waquma ephuma ngaphi okulandelayo nkosi hambisa itende lakho phezulu lapha yena wahamba phezulu futhi wamakhela yena ilati phezulu le wafika phezulu lapho futhi usathane wabuya wathi ngathesi ngiza kutshela kayisiyo indawo eyiyo ngizahlala khona lapha suke endaweni yami yena wathi haleluya ulothi wathi kungcono ubuye phansi lapha siba lesikhathi esihle phansi lapha sonke sile nhlanganiso yethu phansi lapha ngani umkami uyinhloko yesociety yezimfundo lapho futhi layo yonke enye into phakathi edolobheni ngiyakutshela kumele ubuye phansi lapha usera wathi Abrahama thula sera haleluya mana khona lapha lapha yikho uNkulunkulu angibeke khona khona lapha yikho engima khona lapha yikho uNkulunkulu angibeke khona mina ayethe mandla ebizo lika Jesu ingilozi mazikuqhezikele phansi lethe mqolo wobukhosi ukuthi simqele yena inkosi yabo bonke uKristu idwala eliqinileyo ngiyama zonke ezinye indawo lithebethebe elitshonayo zonke ezinye indawo lithebethebe elitshonayo loba ukufa ngokwakho enye yonke into ilithebethebe elitshonayo uKristu idwala eliqinileyo ngiyama imbewu yobukhosi kaAbraham imbewu yobukhosi ngani ibutho elikhethekileyo kakhulu leEngland ngabo ubukhosi beEngland igazi lobukhosi yonke into futhi imbewu yobukhosi kaKristu libandla eligcwaliswe ngumoya ongcwele ligcwalisiwe ngumoya ongcwele ini imbewu yobukhosi ngesithembiso hatshi ngamadlabuzane kodwa ngesithembiso sikaNkulunkulu bayama ngelizwi likaNkulunkulu futhi bahlahlela indlela bedlula bememeza haleluya loba ukufa kuyabuya futhi kuthi kona kuza ngomkhono wakho wathi vula indlela Jordani sengicaphela phetsheya quma indlela yakho udlule usiya ezweni lesithembiso amen kuyinokwenzakalayo lapho impi siphelile sengivala kathesi sibili sokwenele lapho impi siphelile futhi labangcwele beza bemarcha ekhaya ngifuna ukukubuza enye into kuyini okwenzakalayo kuyini okwenzakalayo lapho uHitler esiya eFrance ngani bathi kwakungeke ubone isibhakabhaka okwesikhatshana izindiza inyathelo lebutho lesiJerimani bona lapho babemile besedlula begubha ukunqoba lapho uStalin esize eRussia okwamamayila emuva imota yempi ngayinye ingemuva kweyinye kancane yamahaza iBerlin ngamabhomba kwaze kwangasali lutho lwayo yikho kuphela futhi lapho behamba futhi lawa amaJerimani lawa amasotsha eRussia egubha baya ngena phakathi kanye lalokho uyazi yona leyo nto encane enhlekisa abayenzayo ngakubona emfanekisweni kwesinye isikhathi eLondon indlela ababuya bangena ngayo bona umfanekiso wakho lapho lokhu okwenzakalayo bangena phakathi begubha oh mina bo lapho sisizwa ukuthi impi siphelile saklabalala sachaya ukhwele lapho amaqawe ephenduka sahlangana labo phezulu lapha baklabalala bamemeza ngangilo mzawami wayephakathi lapho wathi lapho ephenduka bonke abadala amaqawe ayelamanxeba amabi kakhulu babengenelisi ukuphuma empedeni ngakho bagiqika nje phezu
kumbi lapho bengena phakathi ukuzobona isithombe senkululeko simisiwe. Bathi lawo madoda amakhulu emile lapho babekhala nje futhi bawe njengalokhu lapho bebona leso sithombe senkululeko. Babengekho ekhaya okweminyaka emine besilwa belovalo lwempi layo yonke into, kodwa babesazi ukuthi lo mfazi lesithandwa lo mama lo baba labantwana futhi labo bonke ababe bathanda babekhona ngemva kwesithombe senkululeko. Sasimela lokho ababe kulwela. Impembe zavuthelwa futhi iNew York yakhamuluka ngokuxabalala. Yikho kuphela lapho amaqawe abo ebuya emacha phakathi. Lokho kuza kuba into encane. Kwesinye isikhathi lapho usiza emva kwempe enkulu wathi, ifuna iqawe lami elazakalayo kakhulu lihambe eceleni kwami kulokhu kugubha okukhulu kokunqoba isitha sethu. Futhi munye wonke wamasotsha balungisa izidlodlo zabo futhi bapolisha izihlangu zabo futhi baqala ukumatsha besedlula, uyazi njengalokho nje njengamasotsha uqobo kanjalo. Emva kwesikhatshana okuncane okundoda okudala kwedlula lapho usikekile. Mina bo wangathi ukhangela phezulu futhi waqala ukuhamba njengalokho usiza wathi, mana okumzuzu wena engaqokanga ngitsho sasa ufisa wathi boza lapho wathi wawathola ngapi la manxeba. Yena wathi, phandle enkundleni yempi. Wathi, khwela phezulu lapho, wena unguye engifuna uhlale eceleni kwami. Ngani? Watshengisa ukuthi wayesempini. Oh Nkulunkulu, woba lesihlawu emuntwini ozisika isandla sakhe egabheni lenhlanzi abesethola udumo. Ngifuna ukuba la manxeba empi njengoPaulo watsho, thwele emzimbeni wami amanxeba kaJesu Kristu. Yikho ngifuna ukulwa impi enkundleni. Ngolunye usuku lapho ukapteni wethu omkhulu ezabuya, owasihlomisa izikhali, owasipha izikhali zikaNkulunkulu umoya ongcwele, wasipha ilizwi lakhe ukuthi silwe ngalo sime phandle le, lapho ukapteni omkhulu wethu engena phakathi egadile, ngifuna ukunyathela phezu enqoleni futhi ngenyukele ekhaya kanye laye. Awufuni nawe? Ngakho lapho ngibamba umkami omncane omdala ngengalo, ngikhangele lapha futhi ngibone abazalwane bami labo umkabo labantwana babo. Lapho siqala ukwehla kulawo maparadise kaNkulunkulu futhi ingilozi zicwalisa umoya ngezihlabelelo phezulu njengalokho khuluma mayelana ngokugubha. Futhi lapho impi siphelile, siza kuqoka umqele. Oh mina bo, oh masotsha esiphambano lokhu kusa, donsa leyo ngalo yokholo phandle lapho futhi ubusubamba isikhali lesi. Uthi ngakho, dade usilungisele, donsa isikhali leso phandle. Uthi Nkulunkulu, angilandaba lokhu udeveli akukhulumileyo kimi, kunganani omunye umuntu akukhulumileyo lokhu kusa. Ngiyakholwa njengoba ngatsho ngolunye usuku encane, ngiyakholwa amasonto amalutshwana edluleyo kwakule ndoda eyaba lephupho, waphupha ukuthi udeveli wayeyinto encincinci, into endala yagijimela kuye wathi bhu, futhi weqela emuva futhi udeveli waba mkhulu. Bhu, futhi weqela emuva futhi udeveli waba mkhulu. Ekuceneni udeveli waba mkhulu njengaye, wayeseza kumehlula, wabakwazi kwakufanele amlwise ngenye into. Ngakho wathalaza lapho, yena kazange athole ulutho lokumlwisa ngalo. Yena wathatha nje iBhayibheli futhi udeveli wathi bhu, yena wathi bhu, ebisela khona kuye. Futhi udeveli waba mncane futhi waba mncane futhi waba mncane, futhi ekugcineni yena wamtshaya wafa ngelizwi. Ulisotsha kawusilo nathathi, thatha lelo lizwi futhi uthi ulotshiwe, amen. Angikufa, ngiyakuphila, ngizahlala khona kuleli ithebhanekeli futhi ngimdumise uNkulunkulu ngobuhle bakhe kanye labanye babo. Ngiyakukholwa lokho bangcwele, amen. Asikhothamiseni amakhanda ethu. Oh Nkosi Nkulunkulu, dali wezulu lomhlaba, yenza kwaziwe lamhlanje ukuthi wena ulokhe unguNkulunkulu. Kungelani ukuba ngithumayela okunganani, zingaki izinto engingazitsho Nkosi, ilizwi elivela kuwe liqeda konke. Amahenki lawa abekwe lapho emela abantu abakhulayo. Ngiyakhuleka Baba osezulwini ukuthi izibuso zakho lamandla kuzahlala phezu komunye ngamunye lapho ngibeka izandla zami phezu kwabo. Nkulunkulu, ngebizo likaJesu Kristu ngiyakhuleka ukuthi uzagcoba lawa amahenki ngobukhona bakho obungcwele, ngoba kubhaliwe elizwini. Akusinto ephikisana lelizwi, kodwa kuthiwa elizwini ukuthi bathatha emzimbeni kaPawulu amahenki lamafasikoti, imimoya engcolileyo yaphuma ebantwini njalo baphiliswa
emkhuhlaneni ejiyeneyo. Ngathesi asisuye uPaulu ongcwele, kodwa wena ulokhu unguNkulunkulu, futhi ulokhu ungumoya ongcwele ofanayo. Ngiyabeka izandla zami phezu kwamahlengi lawo ebizweni leNkosi uJesu. Ngicela ukuthi wena ubusise futhi usilise unye ngamunye wabo. Futhi uNkulunkulu kulele lapha embhedeni. Ube elele lapho asilutho kodwa umntwana inkazana encane enhle angeke aphila Nkosi. USathane wenze okubi kuye. Futhi labe laphi abathandekayo balo umhlaba sebezame kakhulu kungelakho kuthandabuza ukuthi basilise umntwana. Abakwenelisi ukukwenza lokho, baphelele lulwazi labo, abasakwazi olunye ulutho lokwenza. Kodwa Nkosi, ngiyathaba kakhulu ukuthi lesinye isahluko esibhaliweyo singavula elinye ikhasi. Futhi kuleli khasi sibona umelaphi omkhulu engena phakathi. Siyambiza yena ukuseluleka kulokhu kusa. Khathesi Nkosi, akubhalwanga yini lapha elizwini lakho ukuthi lezi izibonakaliso zizabalandela abakholwayo? Nkosi, nxa ngingayisuye umkhulu, ngenze ngibe nguye khathesi. Nxa lintombazana encane ingayisuye umkhulu, menze abe nguye khathesi. Lezi izibonakaliso zizabalandela abakholwayo. Nxa bebeka izandla zabo kulabo abagulayo, bazasila. Kulotshiwe futhi ebizweni lami bazakhupha odeveni. Nkosi, lawo ngamazwi akho, ngokwakho, ngilizwi lakho. Futhi kathesi, njengenceku yakho, njengoba wena watho, nxa kungaba lababili kumbe abathathu benu behlangene ndawonye, ngizakuba phakathi kwenu. Futhi lingavumelana mayelana ngento eyodwa, futhi licele lizakuphiwa khona. Nkulunkulu lomntwana mhlawumbe angaba ngumuntu ogula kakhulu kwedlula abanye esakhiweni lokhu kusa. Ngoba akenelisi ukuphila, wena ungekho isikhathi eside, futhi ugula kakhulu kwedlula abanye. Ngakho-ke sonke siyavumelana njengamasotsha, sime lapha. Futhi uqembu leli kumi imbewu yobukhosi ka-Abrahama. Simacha sisiza kuSathane kathesi. Futhi kungaba ngcono alungele ukuhamba Sathane, ngoba izikhali zethu ziyakhazimula. La mabala ethu ayabayima. Amadoda labesifazana bathwele inkemba. Simacha sisiza kathesi kuwe ngenxa yalinkazana encinyane. Phuma phakathi kwakhe Sathane. Thiya umntwana lo njengebutho likaNkulunkulu ophilayo, siyakweyisa umthiye ebizweni likaJesu Kristu. Ngiya ukubeka izandla zami phezu kwakhe, futhi Sathane ubophele umntwana. Wenze lo bubi. Ngiyakwazi ukuthi wedlula isilinganiso somuntu, kodwa kawusiso isilinganiso seNkosi yami. Yikho ngiza ebizweni lakhe. Mthiye wena moya kadevele, wena dimoni lokukhula, phuma phakathi kwalumntwana. Futhi yena kahambe ekhululekile kusukela kulolu suku kusiya. Ngiyakutsho lokho ebizweni likaJesu Kristu. Manje Nkosi Nkulunkulu, wena owavusa abafileyo futhi watshengisa ukuthi wena unguNkulunkulu, vusa lumfazi omutsha empilweni enhle yakhe, futhi lasekuqineni njalo ukuthi uzakuma phakathi kwalesi sakhiwo lapha. Ngeveli usesukile kuye, uzakumenza aphile, akaphile kuyo inkazimulo lodumo lukaNkulunkulu. Kukhulunyiwe kathesi ke ngakwenziwe. Bakhona abanye phakathi lapha laba abafuna ukuphakamisa izandla zabo futhi bathi, ngifuna ukukhulekelwa, ngiyagula, ngifuna uNkulunkulu. Angazi ukuba sisale sikhathi esinganani silaso, isikhathi eseneleyo ukubavumela abantu lapha badlule ngalapha. Ngizwa nje ngiduduzeka lokho kusakathesi. Yebo, yebo, ngifuna ukuba ubuye phansi lapha Bhili, futhi uthathe nje mhlawumbe lesi sigaba esisodwa khona la khona kuleli cele ngangapha kuphela. Shiya nje lolu hlangothi luze kuqala, sibe sesithatha isigaba sangemuva emva kwalokho kuze kufike kuleyo passage ngale. Ngakho siza kubathatha nje kanjalo, ngakho abasuze. Futhi kathesi ngifuna umfo wethu neview labanye babazalwane bami abachumayelayo ukuthi bame lapha eceleni kwami khona lapha, ukuze libathathe bona khona phansi ngasephasejini njalo. Kulungile. All Kulungile kathesi ni bangakubeni abahlome izikhali. Kulungile kathesi ni bangakubeni abahlome izikhali. Kuyakuba lo mahluko kathesi. Hamba ngekhaya uzwe kuhle kathesi. Sila.
Amen. Oh my. Hallelujah. Oh, you soldiers. Pull the sword.
Amen. Oh, minabo. Lonke lina masotsha donsani inkemba. Donsani inkemba. Masotsha siphambana. Macha lisiya phambili. Macha lisiya phambili. UKristu idwala eliqinileyo ngiyama. Ezinye zonke indawo ichebe-chebe elithonayo. Kulungile. Buyani khona ngalapho. Lisehla phansi ngaseceleni lapho. Wonke umuntu emkhulekweni kathesi lapho besedlula. Ebizweni likaJesu, silisa lomfazi. Amen. Donsa inkemba yakho kathesi, qubeka usesihlalweni sakho umemeza.
Hallelujah. This man was sent home from the hospital just recently, dying, eaten up with cancer a year ago. 2 years ago. The prostate. The doctors just gave him a few days to live. And one morning we went up there real early, offered prayer for him, the same one this like for you, and they can't even find a trace of him.
Hallelujah.
He's got more weight around than he ever had. Yeah. Him and this little life has been in the fields of the gospel, maybe before I was born. And here he is, 55 years before I even come on the earth, they were preaching the gospel. And here he is healed at an age of about 75 or 81. Jewish revival, just how Jewish revival preached every night. 81 years old, he was preaching every night.
Ulungile tathe, sokuyisikhatsako kathesi yakholo. Phambili masotsha esiKristu. Kulungile dade kini. Kini lonke kuyini esiza kwenza. Icho kanje inkosi. Kuyini esikwenzayo. Silokhe silapha. Thathani ngothiwe. Diyeza lapho kathesi. Sesisiya khona phakathi ngasezweni lesithembiso. Kuyini lokho? Ini lintaba phambi kukaZerubhabheli. Kubani lo oma phambi lapho? Wena uza kuba liceke. Ngani? Ngenkemba esika nqazombili. Sizamgamulela phansi. Kunjalo. Kulungile. Phambili masocha esiKristu sisiya empini ganye lesiphambano sikaJesu sihamba siphambili uKristu inkosi yobukhosi uya kokhela emelana lesitha ganye lelizwi lakhe Pambili empini Bona amaflek Ake esia Pambili masocha esiKristu Sisia empini Ganye lesiphambano sikaJesu Sihamba siphambili Hallelujah. Kuyini abakwenzayo? Into yakuqala eyahamba phambili empini kaIsrayeli. Kwakuyini into yakuqala? Abahlabeleli bahamba phambili kuqala. Kuyini okwalandelayo? Umtshokotsho. Ngakho ke impi kulungile. Ngiyakholwa lokho kathesi. Amen. Siyahlabelela phambili masotsha esiKristu. Sidonsela khatshana ukuthandabuza kuthi. Siphakame ezinyaweni zethu kathesi. Sisiya empini. Asisukumeni kathesi wonke umuntu. Pambili masocha esiKristu sisiya empini ganye lesiphambano sikaJesu sihamba siphambili inkosi yobukhosi uKristu ekhokhela emelana lesitha Siyamnqoba njani ngelizwi Phambili empini Bona amafleg akhe epapa Phambili masocha esiKristu Sisiya empini Ganye lesiphambano sika Jesu Sihamba siphambili asehlukananga sonke simzimba munye simunye ethembeni futhi nemfundiso simunye ethandweni bonke abakholwayo kaThesu uthini amen haleluya liyakukholwa lo singabanqobi singapi sonke isitha phansi kwenyawo zethu Siyini lamuhla sivuke kuKristu kathesi sokuphelile dadhe uyakukhona lokho hamba ngekhaya kathesi usizwa kuhle uthi usesizwa kuhle kathesi konke kulungile bangaki phandle le abezwa kahle uthi bathi behlabalala umduli wawe laphansi amen uthi bawuthumba wona amen bawuthumba umuzi amen amen uyamkholwa yena kathesi lingakhohlwa inkonzo yobusuku umfo wethu Neville uza bekhona lobu busuku futhi esilethela umbiko omuhle futhi ngesonto isonto elandelayo inkosi ithanda ibe lapho kathesi asihambeni lapho thina sihamba futhi kathesi phandle kwesakhiwo asihambeni sihlabeleni phambili masotsha esiKristu futhi kusukela lolu suku kusiya phambili ungayibeki leyo nkemba esikhwameni njalo futhi
donsela phandle asinqobeni baphuma benqoba futhi lokuyanqoba kulungile njalo futhi kuleyo ndima yakuqala
phambili masotsha esikristu sisiya empini kanye lesiphambano sikaJesu sisiya siphambili.